Ngingazi bangaka abayaziyo lingoma encane lapho ngilibingelele ngokukhudumala kobudlelwano besiKristu nothando lukaKristu lamuhla. Bangaki abayaziyo lingoma encane uyakunakekela wena. Liyayazi na? Ulungile. Kasiboneni nxa siyibamba. Uyayazi tate wethu na? Uyazi manje. Uyakunakekela. Uyakunakekela ngokubalela kwelanga kumbe ethunzini. Uyakunakekela. Oh, lokho kuhle kasizame njalo kathesi. Uyakunakekela. Uyakunakekela ngokubalela kwelanga kumbe ethunzini. Uyakunakekela. Baba wethu osezulwini, siyakubonga ukuthi we uyasinakekela futhi usibonakalise uthando lwakho kithi okokuthi wathumela indodana yakho uqobo ethandekayo uku indodana kaNkulunkulu engelacala ukuthatha indawo yezoni ezilecala. Sikubonga okunganani wena ukuthi wasinakekela futhi waba lendaba ngathi ukukwenza lokho futhi silokuthakazelela kakhulu Nkosi. Siyathaba ukubuthana lapha ngalimini ngaphansi kompheme wesibhakabhaka futhi sicela izibuziso zakho phezu kwale inkonzo. Siphe Nkosi ukuthi yonke indoda owesifazane kumfana kumbe inkazana olapha angafunda ngokujulileyo kathesi embhalweni sikhangelane lomhlaba obuswa nguSathane. Futhi ba siyakhuleka lapho sifunda amandla amadimoni lalokho akwenzayo ebantwini ukuthi uzasinikeza ukholo olukhulu futhi makuthi izibonakaliso ezinkulu ezinenge lezimangaliso zenziwe ngoba siyakucela ebizweni likaKristu lokodumo lukaNkulunkulu. Amen. Siya isifundo limini masinyane singena kuso. Ngithemba siphangise phose ngemizuzu elishumi lanhlanu silokho singokwamadimoni. Futhi kathesi ngisanda kuthola umbiko isikhatshana esedluleyo umfowethu Bhila ovela ebanganini bami futhi ngiqalisa e-Afrika phakathi kukaNtulakazi. Ngakho lokho kuya akulula sesikulungisele kathesi. Futhi umfowethu Baxter angeke ahambe ngaleso sikhathi ngakho kuzafanele ngihambe e-Afrika ngingedwa. Ngakho ubuya khonale kanye makuthi kufanele lingikhulekele kathesi ukuthi inkosi ingisize ngoba ngiza kufuna sibili khona kathesi khona le phakathi ngikhangelele phose inkulungwane zamakhulu amabili abantu kulowo mhlangano. Futhi ngilombono obhalwe lapha ngifuna lina bantu lithole usizo ngawo kwenzakala ngompalakazi. Ngangisegamelweni ngeyinye ikuseni lapho ingelozi yenkosi ingena phakathi. Mina uyabona ngesikhathi ngilapho kangimlalelanga uNkulunkulu futhi ngabanjwa yi-amiba. Loba ngubani uyazi ukuthi i-amiba kuyini? Ligcikwane elingena liphose likubulale. Futhi ngoba ngenza into uNkulunkulu angitshela ukuthi ngingayenzi, bangaki abezwa indaba yakho? Ngiyathemba abanye benu lilapha. Ngiyazi abantu abavela eThebhanekeli bezwa indaba yalokho okwenzakalayo. uNkulunkulu wangitshela ukuya endaweni lokungayi kuleyi indawo lokubuyela ngokuya kwenye indawo futhi ngavumela abachumayeli bangenza ngingalaleli. Manje abachumayeli bayamangalisa futhi bangabafo wami kodwa lalela lokho uNkulunkulu akutshela khona. Kunjalo bona ulenhloso eyodwa. Bangaki abakhumbulayo kwesinye isikhathi kwakulaba prophets ababili eBhayibhelini futhi omunye wabo inkosi yamtshela yathi hamba endaweni ethile futhi ungabuyi nge buyela ngenye indlela lokunjalo futhi yathi ungadli kumbe okunatha lapho ukhonale futhi omunye umprofeti weqiniso wahlangana laye futhi wathi inkosi ihlangene lami emva kokuba ihlangane lawe futhi yathi dlula ngasendlini yami futhi umprofeti walalela kulokho omunye akuthoyo futhi walahlekelwa impilo yakhe ngakho bona yenza lokho uNkulunkulu akutshela ukuthi ukwenze kungenani lalokho omunye umuntu akuthoyo manje sesi Kulombono yena kwangivusa ngelechumi lantathu likampandu kumbe likampalakazi futhi futhi lapho ngihlezi eceleni kombheda wami ngangimangala kuyini okuza kuba yikusasa yami nga lapho ngiphenduka khona lapha basebe lungele ukungiphosela endlini yemkhuhlane amagcikwane ayesephose angithatha futhi bangihlola lapho ngifika kuleli ilizwe futhi ngomsa kaNkulunkulu bangivumela ukuya ngekhaya ngoba kwakuhlakazekile kakhulu futhi ngakhuleka futhi ngaya kulabo bachumayele ngathi inkosi ithe ngingayi ngaleyo ndlela wathi oh uNkulunkulu uyakhuluma lomunye umuntu ngaphandle kwakho ngathi uKhora wayelomqondo onjalo ngesinye isikhathi futhi ke kodwa ngahamba futhi ngathola amahlamvu futhi ngawabeka ngasezinyaweni zabo futhi ngathi khumbula ebizweni lenkosi nxa singathatha lolu hambo lapho kuza kuba liphutha futhi siza kubhadalela sonke futhi sakwenza sibili oh mina bo sonke saphosa safa ngakho ke ngiphenduka Ulokunenge olwisana lakho kulawo mazwe ezizweni njengokuthi indwebundwebu encinyane ingakuluma kuza kubangela ukuthi ube lomkhuhlane womkhaza futhi leyo nto encinyane lapho ikuluma nxa uzizwa ulunyelwa awungeke ukunwaye ungakhangela nxa kuyinto emnyama encinyane ungayidonseli phandle kulekhanda elincinyane kuyabhoboza indlela yakho esikhumbeni kube sokuphenduka njengalokho futhi kuzinamathelise nxa ungakudonsa ungaquma ikhanda lakho phakathi lapho kulegcikwane phakathi kwakho lingakuwomisa umhlubulo ngakho yena ungamnwayi kumbe ungamngcothuli thatha kuphela amafutha futhi yena uphefumula ngomhlane wakhe thontisela amafutha phezu kwakho futhi uyaphuma khona ke kube sokusiba leminyane encinyane yona kayenzi ngitsho lamsindo omncinyane ibuya yona emoyeni yakuthinta nje wena yikho kuphela usuloquqo futhi futhi ke kulalokho abakubiza ngokuthi inyoka imamba nxa ingakuchaya uyaphila nje phosi imizuzu emibili emva kokuba ikuchayile futhi kule cobra elithanga uphila phosi imizuzu engaba lishumi lanhlanu emva isikulumile futhi enye yayo yayiseduzane kakhulu lendodana yami lapho ephosa ukubeka isandla sakhe ekhanda layo yayivele isiphakeme ukuchaya andubana sidubule njengalokho futhi ke kule cobra emnyama oh kukhona nje yonke into futhi ke lengozi zenyamazana zeganga yebo ke izilwane ihlosi kumbe ingwe futhi layo yonke enye into ukulwisana layo eguswini futhi ke izifo kukhona yonke imihlobo yezifo phakathi lapho futhi ulakho konke lokho ukuhlangana lakho lapho uhamba ngaphandle kwalokho nanso layo inyanga ukumisana lawe hlangothi zonke bon futhi lakho konke ukucabangela okungekho lezinto kodwa kanjani kuyinto emangalisayo ukubona inkosi yethu ikuphephulela khatshana icele ngecele njengalokho khona ke ube usuqubeka futhi ngalolo suku ngiyakhumbula Dimile lapho kakuhle kanjani lokho okwathatha indawo ngizalitshela ngesinye isikhathi komunye umhlangano ngoba ngifuna ukungena esifundweni sami limini eso kwamadimoni kodwa kathesi futhi lalokho bengicabanga ngakho ngihlezi lapho isiphetho siyakuba yini futhi ngiphenduka phesheya kolwandle ngiyazi sabaphose lekhulu lenkulungwane labaphendukayo lapho sikhonale futhi umfowethu Bosworth omdala weza kimi wathi ngathi awu mfowethu Bosworth yena wathi ngiyaziqenya ngawe mfowethu Branham wathi wena nje usasekuqaleni kwempilo futhi yena washo ngathi awu ngithemba sokuphelile konke ngathi sengidlule iminyaka engamachumi amane ubudala ngithemba ngalwa impi enhle futhi ngaqeda umsebenzi wathi udlule iminyaka engamachumi amane ubudala wathi ngangimdala kangako ngaphambi kokuguqulwa wathi lokho ngisahamba kuhle wayesephose ukufinyelela kumachumi ayisificamu nembili futhi nje ngacabanga awu mhlawumbe lokho kungabe kuyikho ngakho wathi hatch ungubrana momutsha nje kathesi usukwazi nje ukuphatha ngcono imihlangano yakho la yonke into wathi nxa nje ungavele utshaye imelika ngendlela yayo eqondileyo lo mhlangano ohlelwe kuhle lapho ongahlala khona amaviki ayisithupha kumbe ayisificamunwembili endaweni futhi uhlele wona futhi umenyezelwe lapho wathi ungenza enye into kodwa futhi eyenkosi yethu ngakho saqhubekela phambili sisiya njengalokho ngakho kwakukuhle kakhulu kukuhle kakhulu khona ke emva kwesikhatshana ngabona umbono lapho ngisemelika futhi wabuya kimi futhi wangibuyisela e-Afrika futhi khona wangitshengisa lowo mhlangano ofanayo ngihlezi lapho phambi kweDurban futhi umhlangano wakuqala wanyamalela embaleni usiya entshonalanga umhlangano wesibili waphakama futhi lapho ukwenza lokho wawulokhe umkhulu kulalo umhlangano waqala owawuyikho futhi yena ngezwa ukuklabalala futhi ingilosi yayivela ezulwini yayilokukhanya okukhulu futhi ingilosi yenkosi leyo ema eceleni kwethu lapha yayimi ihlezi isima ngakwasokudla sami nganeno kuleli icele futhi yayimi lapho futhi yona yayi bhoda bhoda futhi ngabona lindoda imile ngaphansi kwakhe yena akakho manje lo kawusiwo umbono lapho umbona kuqotho njengoba ungikhangele ngani uyamuzwa ehamba futhi ekhuluma kuwe futhi lapho yena loba yini kuqotho nje futhi kayisiwo umbono indoda imile nje lapho ngokufanayo njengawe futhi iphimbo lakhe lifana njengelami elihikho kumbe elakho elihikho kodwa umbono yinto evelayo phambi kwakho futhi uyibona njengalokho kodwa lindoda iyakhuphuka nje futhi ime lapho ngakho wangitshela ukuthi lokho okwakuza thatha indawo futhi watsho ukuthi lingilosi yehla phansi futhi yangitshela ukuthi ngichebelike futhi ngikhangele ngaleyi indlela futhi kwakhangela ngase India manje ngangitsho ukuthi kuse India kodwa kuseduzane kodwa babengabantu besindiya ngoba abe Afrika bakhulu bayiziqwaga abantu abangathi bayizidudla ezilesisinto abanye babo baphosa ukuba ngamafidi ayisikhombisa ubude futhi balesisinto amakhulu amabili lamachumi ayisificamunwembili amapawundi angamakhulu amathathu ukukhuluphala amazulu manje amachangane lama basuthu futhi kule mihlobo eminenge ejiyeneyo kule mihlobo yezizwe elithumi lanhlanu ejiyeneyo ihlezi lapho ngalolu suku engangikhuluma kiyo ngangikhuluma ibala elilodwa njengokuthi uJesu Kristu indodana kaNkuluNkulu ngangihamba ngiyenatha amanzi andubana kuphuthe kubatolikeli bonke omunye wayesithi futhi yonke imsindo ngangivame ukucabanga lapho ngisizwa abantu bamaPentecost bekhuluma ngendimi ukuthi mhlawumbe omunye ekhuluma ngohlobo olulodwa lokuzwakala lomunye ekhuluma ngolunye ngabe kusenzakala njani lokho emhlabeni kodwa ngiyalikholwa iBhayibheli liqondile futhi ngiyakwazi linjalo lapho lisithi kakula msindo ongena okuchoyo kunjalo abanye babo babesithi omunye wabo ethi bro 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 lokho kwakusicho Jesu Kristu indodana kaNkuluNkulu omunye athi lokho kwakungu Jesu Kristu indodana kaNkuluNkulu ngolwimi lakhe ngakho loba luhlobo bani lokuzwakala okuyiwo kulomutsho kwenye indawo kunjalo kungenani lokuthi luhlobo bani lokuzwakala oluyini kutsho enye into komunye umuntu kwenye indawo futhi lapho yena babe mphumisa loku pandle. Futhi ngananzelela ukuthi ngakwasengxele sami lapho ingilosi leyo isehla phansi futhi ngabona okusa chichi. Lapho futhi kwa la madoda ale bakhangeleka njengokuthi babele lembu libathandele njengalokho futhi ligoqiwe labotshwa sengathi lithandele usane oluncinyane isithubo. Futhi kwakuyiso futhi ngangibona kude njengokwenelisa kwami ukubona kwakunge silutho kodwa abantu. Futhi ke lingilozi yachibidika ekukhanyeni okuzungezayo futhi yaqala ukuzungezeka emuva laphambili njengalokho futhi ngangikaze ngibone abantu abaningi kangaka empilweni yami. Futhi ke le eyinye ingilosi yasondela kakhulu eduzane lami futhi yathi kule nkulungwane ezingamakhulu amathathu abo kulowo mhlangano futhi ngilakho kubhalwe phansi lapha futhi lina likubhale esiqithini sohlobo lwephepha njengalokho engakuthuyo mayelana ngomfana omncinyane evuswa eFinland. Likubhale lokho ekhasini lamaBhayibheli enu kumbe kwenye indawo ukuthi kulowo mhlangano kuya kuba lo mhlangano futhi nxa liza kuzwa khona ngenye indlela wabantu abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu ababuya kulo mhlangano. Manje bona nxa lokho kungaqondanga lokho kuza kuba ngokuphindwe kathathu ubukhulu kulalo omunye owa uyikho bona abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu abazabuya emhlanganweni. Futhi ngiyathokoza nje kakhulu ukufika khona lapho kangazi ukuba ngenzeni ngoba ngiyathanda ukuletha imphefumulo enkosini yethu. Futhi lapho kwesinye isikhathi ngibona inkulungwane ezingamajumi amathathu zabantu abangamayedeni aluhlaza besiza kuJesu Kristu ekubizeni kanye kwelantu amayedeni aluhlaza azinkulungwane ezingamajumi amathathu. Manje kasiyeni esifundweni sethu khona masiki izolo safunda amaqinga amadimoni. Bengicabanga lamuhla njengokusebenza kukaNkulunkulu kawazi ukuthi kuyinkululeko enganani ukuphuma. Manje kangisiye mfundisi ngikhatshana ekubeni ngumcasisi we Bible futhi imfundo yami icina ku grade yesikhombisa ngakho ku futhi lokho ngaphuma esikolweni phose iminyaka engamajumi amabili lahlani edluleyo ngakho sokuyisikhathi eside ngingekho futhi kangilakho okunengi okwemfundo kodwa konke lokho engikwaziyo yilokho engikwamukela ngokuphefumulelwa. Futhi ngalokho kuphefumulelwa kungahambelani kanye leBhayibheli khona ke kubi bona ufanele kube liBhayibheli loba kuyiku phefumulelwa bani okuyikho ufanele kuze nansi sisekelo sikaNkulunkulu akula esinye isisekelo esibekiweyo kodwa lesi. Futhi lalokho okuyikho ngalokho engingakutsho kuza kuphikisana lalokho yekela amazwi ami abe ngamanga ngoba lokho kuliqiniso bona futhi nxa ingilosi ingakutshela enye into eyabe iyahlukile kula lokho uPaulo wathi mayibekini ngiqalekisiweyo loba ingilosi yokukhanya. Manje kulezinto ezinkulu ezinene ngiya kuphela lokho kuphela ngikhethe insuku ezimbili ngoba ukungenisa lesi sifundo ebantwini lokho bekuyizolo lalamuhla okwemihlangano yemini. Manje isizathu ngenze lokho ikuzipha ngokwami ukuzama okuncinyane ukubona nxa uNkulunkulu ezangisiza kulenye into enhlizweni yami. Futhi lokho ukuthi emva kwalowo mbiko omkhulu futhi emva uNkulunkulu ngokwakhe eqinisa lokho ukuthi engikukhulumileyo ukuba liqiniso elizwini lakhe ngelizwi lakhe uqala futhi ke ngezibonakaliso lezimanga. Manje ngiyacabanga kanye levangeli leqiniso ebandleni ngingaphansi kokubotshelwa uNkulunkulu ukuletha lokho ebandleni kunjalo. Bangahlukene kakhulu ezinhlanganisweni eziningi ezehlukeneyo lamaqembu enhlanganiso zakhona kuze kube kubi lokho. Sonke singabantwana bakaNkulunkulu lapho sizalwa kutsha. Lokho bona kuthi iqiniso laleyo nto yikuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sibekwazi ukuthi singabantwana bakhe. Manje khumbula tempeli likaSolomon laqunywa yonke indawo emhlabeni futhi nanku kusiza ilitshe elilodwa ligobe ngale indlela futhi lelinye idwala ligobe ngaleyo indlela lelinye liqunywe ngale indlela, lelinye liqunywe ngale indlela. Kodwa lapho esiza ndawonye kwakungela ukukhala kwesaha loba umsindo wesanto. Yonke into yahamba kahle endaweni yayo. UNkulunkulu wayenguye umqondisi walokho. UNkulunkulu ule bandla elithiwa yiAssemblies, leyinye iChurch of God, leyinye lokho, leyinye lakhona lokhiya. Futhi kodwa lapho bonke besiza ndawonye baza kuba liqembu linye elikhulu lothando lwabazalwane. Futhi uNkulunkulu uzabeka abuthaniso lelo bandla ndawonye futhi alihambise lona khona phezulu ezibhakabhakeni. Wonke umfanekiso odumileyo ngaphambi kokulengiswa endlini yokudwetshiweyo kufanele ulengiswe udlule endlini yabacothozayo kuqala. Indoda eyadweba ukutshisekela kumbe linxolele angeke ngibize ibizo lakhe, owadweba ukudla kwantwambama kokucina kungenani kwamthathela isikhathi sonke sempilo yakhe. Wadweba lo mfanekiso kwaphosa kwaba iminyaka engamathumi amabili kumbe iminyaka elithumi ngiyakholwa phakathi kokudwetshwa kukaKristu loJudasi. Futhi lake lananzelela kulowo mfanekiso odumileyo ukuthi indoda efanayo yalingisela uKristu iminyaka elithumi phambili, yalingisela uJudasi kunjalo wakwenza. Iminyaka elithumi yesulu esuka ukuba ngumhlabeleli omkhulu wemidlalo yokuhlabela esiyathatha indawo kaKristu wabuya endaweni kaJudasi. Kawudingi ukuthatha iminyaka elithumi, kuthatha imizuzu elithumi kuza kwenza into efanayo kuwe, kuzatshintsha isimilo sakho esonweni. Kodwa kungenani lowo mfanekiso wadlula phakathi kwabacothozi bonke. Futhi yikho engicabangayo ngebandla likaNkulunkulu, iqembu elibiziweyo, awu kangitsho lokho ngendlela yokukloloda. Sengicaphe ulwandle kasikhombisa futhi ngisehambeni lami lwesithathu emhlabeni jikelele. Futhi abantu bathi ngiqiki ongcwele, ngiqiki ongcwele. Futhi sengadingisisa emhlabeni futhi kangikatholi umgiqiki ongcwele okwamanje. Lelo libizo udeveli alibophele ebantwini yikho kuphela. Akula nto enjengaleyo umgiqiki ongcwele. Futhi ngilezibalo ngawo wonke amabandla ajiyeneyo angamakhulu ayisithupha, lamathumi ayisithupha, lasificamunembili lawo akhona. Futhi azihlelayo emhlabeni kakula leli lodwa awo elithiwa ngabagiqiki abangcwele. Futhi lokho kuvela kuhulumende. Akula ngitsho ibandla elilodwa elingumgiqiki ongcwele engilaziyo. Ngakho kwakungenye into udeveli ayibizayo. Kodwa manje kukho konke lokho, izinto zonke lezi uNkulunkulu usedwebe umfanekiso. Futhi kwesinye isikhathi lawa mabandla amadala amancinyane ayejwayele ukuba phandle lapha abanye benu. Ngiyakhangela amadoda lawa alenwele ezimpunga. Umfana wami izolo ngangisegamelweni ngitadisha, futhi umtshumayeli weza futhi wathi ngithanda ukuxawulana izandla loyihlo. Kukahle umfana wami wakhuliswa lo mfo wethu Baxter labo abathi nje hatshi khona kanye ngokuphangisa. Angikuthandi lokho bona. Akulandaba uba ngoba angeke ngibe yinceke yomuntu likaNkulunkulu. Futhi kodwa ngicabanga ngiyathanda ukuxawulana izandla labazalwane bami. Ngiyathanda ukukwenza lokho. Kulenye into ngakho ngiyakuthanda ukuxawulana izandla ezomtshumayeli, hatshi kuphela umtshumayeli kodwa loba nguphi umntwana kaNkulunkulu. Ngiyathanda ukukwenza. Kangizange ngibe kwazi ngakho kwaze kwathi umkami esengitshelile ngemva kwesikhatshana. Awu, nxa wayengabe etshele lowo mtshumayeli umzuzu nje usemuva le emkhulekweni futhi ngizabona lokho aza kutsho. Awu, lokho bekuza kuba ngcono. Ngakho ngamqondisa kancinyane ngalokho ukuthi angakwenzi lokho bona. Futhi ke kuliqiniso kawungeke nje uthi bhadla kanjalo njengomzalwane ekhulumile isikhatshana esidluleyo. Nxa lingakwenza khona ke ngesikhathi sobusuku ngiyabe ngikhathele, uyabona abantu bayaqala ukukhuluma futhi wonke umuntu mhlawumbe kulo mkhuhlane. Futhi lapho beqala ukukhuluma ngakho ngokuphangisa, nanso ingilosi yenkosi khona lapho izokutshela ngakho. Kulomunye umuntu ohleziyo engikhangele khona kathesi okwaziyo lokho ukuba liqiniso usukela emzuzwaneni emlutshwana edluleyo kumbe phose ihola lengxenye eledluleyo. inina elihleziyo lapho obengazange akwazi lokho okwakuyikho ukuthi ingilozi yenkosi yakhuluma laye ngobunye ubusuku futhi yamtshela enye into futhi kazange ayizwisise kodwa lamuhla kwenzakele ngakho usekwazi kathesi lokho okukuchoyo lapho yona ikhuluma laye futhi kanjani emile lapho ikhuluma laye ingilozi yenkosi yahamba khona kanye emuva phandle futhi yamtshela lokho uhlupho lwakhe olwaluyilo futhi lokwa kumayelana ngakho futhi lalokho ayecabanga ngakho futhi omunye wabathandekayo bakhe lokuthi uNkulunkulu wayekhuluma njani futhi wathi wayekuqinisile futhi lalokho okwakuza thatha indawo ngakho leyo yiyo qathu indlela okuza kuba yiyo boni uNkulunkulu utsho njalo awu manje phoke izikhathi ezilutshwane lezo ezake khona ke futhi lombono ngamunye uyakuqeda amandla nje kakhulu kangako bona futhi into yokuqala uyazi lapho ufika ebandleni ebusuku uyabe ukhathele ngokupheleleyo uze ungabikwazi lokho okokwenza futhi lingikhulekele kathesi bona ngoba yikuphuma komunye umhlangano ungena komunye ungene komunye lo bekuyiwo wodwa umhlangano bekuza kuba ngokwahlukileyo uba bengisiya ngekhaya kathesi futhi ngangingasoze ngenze ulutho okwenyanga esithile ngiphume ngithathe intambo yami yokuthiya inhlanzi futhi ngihambe ukuyathiya inhlanzi kodwa kufanele ngihambe ngisuka komunye umhlangano ngisiya komunye ngisuka komunye ngisiya komunye liyabona yikho lokho okukwenzayo futhi lonke likhuleke linabantu ngemva lapho kubalaleli bangitshelile ubusuku bayizolo ukuthi ngangikhuluma lomuntu othile futhi lomuntu kazange asabele ekubizweni manje lokhu kuyingozi kakhulu liyabona lapho bekutsho khona awu kwezinye izikhathi lezi izibani kazikhanyi kule ndawo emnyama phakathi lapho futhi ngiyakhangela ingilozi yenkosi lapho yena emile lapha ngiyakuzwa khona ke ngiyayizwa ihamba isuka kimi futhi ngiyakhangela iyangichiya futhi ihambe kwenye indawo futhi ime lapho kancinyane futhi ngiyayibona futhi iyabaneka futhi kube khona umbono obuyayo khona ke ngizabona umbono ngikhangela ukuba ngumuntu okhangele kanjani okhona lapha ngiyathola lo muntu khona ke ngibe sengikhuluma yikho lokho okuthatha indawo yikho lokho okwenzakalayo akudingi uze utshele umuntu wonke lokho kodwa yikho lokho okuthatha indawo uyabona konke kusesigabeni somoya khona ke ngalowo muntu engasabeli kuyabe kunjengokubala iBhayibheli lapho futhi usithi kakula lutho kulo uhambe usuke kulo bona ngakho lokho kukwenza kube kubi kakhulu ngakho libe liqapheli lilaleli likhangele lapho ekhuluma pendula bona woba ulungiseleli nje ukusabela loba nini futhi ke umkami lomfo wethu bhila futhi labaningi babo ngale ikuseni kade bengitshela ngakho ukuthi yabiza indoda mayelana ngomfo wabo kwenye indawo owayelenye into embi ngaye futhi lokunjalo futhi lindoda kayizange isabele ekubizweni ngakho lokho akulanto engenziwa lokho kuphakathi kukaNkulunkulu lalo ndoda umbono wangichiya khona ke angisa phindanga ngawufumana futhi ngoba kazange asabeli ngakho woba ngokhangeleyo uqapheli manje sithatha lesi isifundo sokwamadimoni futhi sikhuluma mayelana ngamadimoni manje abantu lapho usithi amadimoni khona masinyi bayaqala ukucabanga okunye okwedlulisa amalawulo kumbe enye into kodwa amadimoni wona aluqobo njengengilosi wona nje aluqobo futhi udeveli ungudeveli oqotho njengoJesu Kristu eyindodana kaNkulunkulu yena ungudeveli izulu liqotho futhi nxa kungelanto enje ngesihogo kakulanto enjengezulu futhi nxa kungela ilaphakade ebusekileyo ukujeziswa okulaphakade bengizama ukutsho kakula ukubusiseka okulaphakade nxa kungela mini kakula busuku bona kodwa khona njengeqiniso kule mini kukhona ubusuku njengeqiniso kulo ngeqiniso kulomkristu kubotshelwe ukuba lo mzenzisi njengeqiniso kukhona umuntu oqotho ovela kuNkulunkulu kukhona omunye umuntu ukulingisela lokho bona yikho qathu okuhle lokubi okumnyama nokumhlophe khona kusehla phansi ngempilo kuyo yonke into iqiniso lamanga yonke indawo futhi kule evangeli lamanga kule evangeli leqiniso Kulo papatizo leqiniso, kulo papatizo lwamanga, kulo kukholwa kokuzenzisa futhi kukhona ukuqotho. Kule dola lemelika leqiniso, kule dola lemelika lamanga, nomkristo qotho, nomzenziso qotho, bona lokho nje yikulingisela. Ngakho uyathola ukuthi ngakho uhamba konke ndawonye. Manje angeke sikwahlukanise. UNkulunkulu uyekela izulu line. Makuthi angivumele ngikhulume. Lapha kancinyane bangaki abathumayeli abalapha phakamisani izandla zenu yonke indawo abathumayeli ake sibone izandla zenu awu uNkulunkulu alibusise bazalwane manje lingakuthathi lokho okwemfundiso manje kodwa lapho singaka sondeli kulesi sifundo esiqakathekileyo ngizalitshela ukuthini bangaki abantu bePentecost abalapha phakamisani izandla zenu nxa zonke yonke indawo awu lingamaPentecost lonke kulungile ngizalitshela lokho Enga nilakho lapho ngiqala ukubuya esigabeni senu ilunga ngangephezulu lapha eIndiana endaweni ethile okuthiwa yimisha wakhe iqembu lokuqala labantu bePentecost engake ngalibona babebizwa ngokuthi iPentecostal Assemblies of Jesus Christ ngiyakholwa kumbe enye into enjengalokho ixoku labantu elimangalisayo manje sebe zihlelile ndawonye futhi bababiza United Pentecost badazuka kwabanye bonke laba babo ngenxa yendaba yobhabhathizo lwamanzi lokho ngakubenzi abazenzisi banenge abaqotho umoya ongcwele oqotho sibili amaKristu azelwe kutsha phakathi kwamalunga abo futhi uNkulunkulu wabapha umoya ongcwele ngokubhabhathizwa ebizeni likaJesu futhi wapha abanye ubhabhathizo lukamoya ongcwele bebhabhathizwe ubaba indodana moya ongcwele ngakho uNkulunkulu wabapha umoya ongcwele lapho abamlalelayo ngakho lo awuthole lo owamlalelayo nanko ke manje ungakhohlwa labo abafuna ukuba indlela yinye bayekele babe njalo futhi lina liqhubekele phambili libe ngabazalwane yikho kuphela kuyini okwakwenzayo okwakuhlukanisa bedazukana bona kuyini kwakuyikwehluka edazukana besephula ubuzalwane ukuhlala phandle futhi lizehlukanisa ngokwenu hachi mnumzana kase hlukananga simunye kunjalo kodwa lapho ngimini lapho ngangikhangele labo bantu manje mina ngaphuma nje kubandla elijwayelekileyo le Southern Baptist elincane ngani ngangibona abantu lapho ngangena phakathi lapho futhi babeqakeza izandla zabo babebanga umsindo omunye wabo ngiyathokoza ngithi ngingomunye wabo ngacabanga mina bo into yokuqala uyazi nangumunye esiza esehla phansi lapho edansa kakhulu njenga ngakwenelisa ukudansa ngacabanga ngikuziphatha bani ebandleni kangikaze ngizwe izinto ezinjengalokho ngaqhubeka ngibakhangele khonapho ngamangala awu kuyini emhlabeni okuluhlupho ngabantu lapho manje lingizwile ngikhuluma indaba yempilo yami lapho engachaya khona lumhlangano lapho kodwa le ngeyinye into engingakaze ngikhulume kangikaze ngikhulume ngaphambili emphakathini ngakho baya manje nxa ufuna ukuyicitsha kurekhoda yakho ngani ungenza njalo kulungile manje kulokhu bakhangela futhi manje ngacabanga awu bona abantu bangabantu abajabulileyo engakaze ngibabone empilweni yami babengelanhloni ngenkolo yabo thina amabhaptisti siba le nhloni nje kancinyane kanye ngesikhatshana liyazi uyabona ukuthi lapho besiyakhuleka liyazi baba ngemva kwefeni liyazi futhi kodwa thina kodwa bona abantu babengeke mfowethu babe lenkulu ngaphakathi yonke ngaphandle futhi la yonke indawo kibo
awu ngiyakhumbula lo busuku lapho ngifika kuplatform bathi bonke abachumayeli kuplatform kwakungumhlangano omkhulu
kwakufanele babe nawo phezulu lapha enyakatho ngenxa yohlupho lwabamnyama imithetho kaJimmy Crow yaseningizimu ngakho lapho babehlangene bonke bevela yonke indawo ngakho ngangihlezi phezulu lapho futhi wathi awu manje kule ngezwe abachumayeli bonke ngalolo suku lalobo busuku but omunye umchumayeli omdala wayindoda endala ensuku yeza iloku ngumphetho nje okuncinyane kwenwe ekhanda lakhe njengalokho egqoke elikhulu elidala elide ijazz elilomsila elabashumayeli liyazi ikhola eye velvet futhi khona umkhathi uchisa indoda endala edubekayo yaphumela lapho njengalokho What? Bantwana bam abathandekayo. What? Ngifuna ukulitshela. Waqala ukufakaza. Ngangiphose ngingomncinyane wabahlezi kuplatform. Ngakho ke what? Ngiyalitshela. Wathatha isifundo sakhe sivela kuJobe. Wawungaphi lapho ngibeka isisekelo somhlaba? Tshono kimi kunini lapho ezamiswa khona? Bonke abanye abachumayeli lapho babechumayela mayelana ngoKristu khona behamba ngokujwayelekileyo. Ngabalalela ngibakholisa, kodwa hatshi umfana lo omdala. Wabuyela lephose iminyaka ezinkulungwane ezilithumi ngaphambili, umhlaba ungakaqali. Wahamba phezulu ngasemazulwini, wabuya wehla phansi ngasezibhakabhakeni ukuthi kwakusenzakalani. Lokhu ababechumayele ngakho bequbeka ngesikhathi semini. Wayechumayela ngalokhu okwakusenzakala ezulwini.
Waphendukisa uKristu kumcilo wamakhosikazi oleleyo ngemuva phesheya kwenye indawo. Kulaphakade
ngani wayengakachumayeli phose okwemzuzu emihlanu, kwaze kwathi leyo ndoda endala enye into yambamba. Weqa phezulu emoyeni futhi wachayanisa izithende zakhe ndawonye futhi wamemeza uphi. Wayele ndawo engaba ngangaleyo engilayo phezulu lapha, wathi ngalila ndawo eneleyo kimi ukuthi ngichumayele, futhi nango esuka ehamba. Awu, ngacabanga nxa lokho kungenza njalo umuntu ongaba leminyaka engaba ngamajumi ayisificamunwembili ubudala, kuyini okungakwenza kimi? Yikho lokho engikufunayo, yikho lokho engikufunayo. Kodwa okwangibambayo kwakuyilokho. Manje sikhuluma ngamadimoni kathesi. Okwangibambayo ngakhangela amadoda amabili, omunye wahlala kwelinye icele futhi lomunye kwelinye.
Futhi lapho umoya usehla kona, lawo madoda ayephakama futhi akhulume ngendimi futhi bememeze futhi babephenduka babemhlophe emlonyeni. Futhi ngacabanga, oh mina bo, nxa ngingaba lakho lokho kuphela. Bona kumangalisa okunganani. Oh lokho ngiyakuthanda nje lokho.
Awu, ngahamba phandle ensimini yomuntu futhi ngalitshela indaba yempilo yami, ngiyayibala ebhukwini. Ngalala ubusuku bonke futhi ngaphenduka ukusa okwalandelayo. Ngakho ngacabanga ngiza lini. Yile ndlela yokwenza ngayo izinto leyo okungela muntu oyaziyo kodwa mina lo Nkulunkulu. Ngakho ukuthi ngiyathatha umfanekiso futhi ngiye ukuhlangana lomoya womuntu. Liyakubona khona lapha kuplatform, bona futhi ke khona ngasengiqala ukukhuluma lomunye walawo madoda. Ngababona babehlezi duze ndawonye futhi nje babebambene izandla badanse bamemeze. Ngacabanga, oh mina bo, lokhu kuzwakala kuqotho kimi. Futhi ngabamba isandla somunye wabo ngathi, ngabe unjani umnumzana? Wathi, ngabe unjani indoda enhle kakhulu, uhlobo lwendoda emnene? Wathi, ngathi ungumchumayeli na? Wathi, hatshi mnumzana, ngililunga nje. Futhi ngase ngiqala ukuxoxa kancinyane laye ukuze ngibambe umoya wakhe.
Bona ngazange abekwazi lokho, ngakula muntu owabakwazi. Ngangizange ngitsho ulutho ngakho, iminyaka sekwadlula ngingakakutsho. Ngakho ba kodwa wathi lapho sengikutholile kwezwakala kuliqiniso kuphelele nje indoda engumKristu. Leyo ndoda yayingongcwele kaNkulunkulu ngokupheleleyo. Ngacabanga, mfowethu, lokho kuhle. Kodwa ingxenye engazwisekile lapho ngibamba enye indoda, kwakuchiyene wayephila lowesifazane owayengayisuye umkakhe wakhe. Kunjalo futhi ngakubona kudonsela kuye umbono. Ngacabanga, oh mina bo, akungeke kube njalo. Futhi indoda ngacabanga, manje umoya lo ophakathi kwalaba abantu mubi, yikho kuphela okukhona kikho. Ngakho ngalobo busuku lapho sahamba emhlanganweni futhi izibusiso zazisehla, ngangikhuleka kuNkulunkulu. Lo moya ongcwele, ingilozi yenkosi yapha ubufakazi ukuthi bekungumoya ongcwele. Futhi umoya ofanayo wawusehlela kule indoda, wawusehlela kuleyana indoda. Futhi lapho umoya usehla, bonke bobabili babesukuma futhi bonke bamemeze futhi beklabalale futhi bedumise inkosi futhi bakhulume ngezindimi futhi badanse. Ngathi, angikutholi nje khona inkosi, angikuboni khona eBhayibhelini lapho lokho okungaba kuqondile khona. Manje ngathi mhlawumbe ngikhohlisiwe. Bona ngathi
manje lapha ngingeke ngime ngesisekelo eBhayibhelini ufanele kube yilokho ubona ngathi inkosi uyasazi isimo sami futhi ngifanele ngubone elizwini lakho futhi angikuzwisisi lapho umoya ongcwele usehlela kulindoda umoya ongcwele usehla kuleyana indoda futhi omunye wabo ungongcwele lomunye ungumzenzisi futhi ngiyakwazi kuyikho ngiyakwazi kungena bengingabe ngithethe lundoda phandle futhi ngiqinise kuye kumbe ngimbize phandle khonapho futhi ngamtshela ngakho njengalokhu engakwenza lo ndoda ohlezi khona lapho ubusuku obedluleyo wayengasilutho kodwa ungikhohlise nxa kwake kwaba lomunye ehlezi lapha futhi kwakumele ngikukhulume kodwa wayeza phakama aqale ukulwa ngakho ngakuyekela kwedlula ngenxa yomhlangano kodwa ngaba mazi yebo nomzana bekulo yedwa ababili babo behlezi khona emuva le ngobunye ubusuku ngabelinye ibandla elithile khona lapha edolobheni abacothozi sibili ngababona kodwa nxa ungakwenza phakathi kuqala uhlupho ngikwenzile isikhathi eziningi ngiyabachiya benjalo bona kulungile uNkulunkulu uyazi ungumahluleli yekela bangibize kwesinye isikhathi futhi ke uza kubona enye into ithatha indawo uyabona umyekeleni njengedimoni ngangizange ngilibize idimoni lona leza kimi nje lamelana lami khona-ke kulapho uNkulunkulu aya khona ekusebenzeni bona kunjalo futhi labona lokhu okwathatha indawo kulungile kodwa ngakuyekela nje kwedlula kwenza umhlangano wabanzima ngoba umoya lo wawuhamba khona phakathi kwami sonke isikhathi bona futhi ngakho nje ngaqhubeka kodwa manje lawa madoda ngangikuzwisisi futhi kwase kuyiminyaka emibili edluleyo kumbe emithathu lapho ngangiphezulu eGreensmere Indiana lapha esiqintini samavulandlela ngangingemuva eBalwini lakudala lapho engihamba ukuyakhuleka khona futhi ngemuva ngale ngathi inkosi ngangizwisisi lokho okwaba yilelo qembu labantu abantu abalunge kakhulu engake ngahlangana labo empilweni yami futhi angizwisisi ukuthi ngabe njani khona lokho kungaba ngumoya omubi lapho kungu ngakho-ke nxa yazi ukuthembeka kwenhliziyo yami uyakwazi ukuthi ngikuthanda okunganani lokuthi ngikukhonze okunganani futhi lo moya ofanayo olapho kanye lami wawuphezulu kulabo bantu futhi nakho kulapho kuleyo ndoda lapho ngokufanayo ngakho angizange ngizwisise futhi uNkulunkulu wehla phansi ngesihawu sakhe njalo wangitshengisa nanku lapho okwakukhona kumele kube ngokombhalo kuqala wathi thatha ibhayibheli lakho futhi ngathatha ibhayibheli lami ngiyacabanga ngabamba ibhayibheli leli okwemzuzu elithumi kungela muntu kungela elinye ilizwi elibuyayo ngalindele okwemizuzu emlutshwane ngamuzwa esithi njalo vula kumaHebheru 6 njalo uqale ukubala futhi ngakwenza futhi lapho kusiza phansi lapho lona elathi izulu liyabuya emhlabeni ukuzowuthelela lokuwulungiselela ukuwugqokisa okokuthi kukodwa ameva lokuhlabayo okuseduzane lokulahlwa isiphetho sakho esiyikutshiswa futhi ngakubamba khona lapho ngacabanga nanku khona lapho ukubonga kube kuNkulunkulu nanku-ke lapho bona manje uJesu wathi umhlanyeli wahamba ehlanyela imbewu kachongo yena manje lingamaKristu lonke lapho wonke umuntu uphakamise izandla zakhe kungenani amaPentecost amaKristu azelwe kutsha kulungile babe futhi yena wathi umhlanyeli wahamba ehlanyela imbewu futhi lapho elele ukuphumula kwakhe ukufa phakathi laphakathi bona futhi lapho elele isitha sabuya futhi sahlanyela ukhula kuleyo nsimu kuyini ukhula ukhula umahlaba nkondlwane lezinto manje futhi lapho umlimi Shumayeli ebona ukhula lolu lukhula wathi yekela ngihambe ngiye siphula wathi hatshi uzasiphuna le ngqoloyi ndawonye yekele kukhule konke ndawonye kule nsimu yengqoloyi phandle lapho kulezi thandeli imbabazane ukhula olunukayo lakho konke okunye phakathi kwayo yikho lokho na kodwa manje phakathi lapho kule ngqoloyi manje izulu landise ukubuya emhlabeni ukuwuthelela manje ngelani izulu hatshi ukuthelela imbabazane manje khangela futhi ulalelisisi hatshi ukuthelela intandelo izulu lithunyelwe ingqoloyi kodwa imbabazane lokhula komile njengalokho ingqoloyi injalo futhi izulu elifanayo lelo elinetha ingqoloyi linetha ukhula futhi ukhula oludala oluncinyane luza kuba luqondile njengalokho futhi luthokoza lujabula njengakho lokho ingqoloyi encinyane iza kuma futhi iziphakamise kodwa ngezithelo zabo liza kuba zibona nanko ke bona manje umoya ongcwele ofanayo ungabusisa umzenzisi lokhu kungegequle abanye benu bama amanyeni phandle kodwa lelo liqiniso lifundiswe ubungcwele lokho ngiyakholwa ebungcweleni lami kodwa umoya ofanayo izulu lina kwabalungileyo labangalunganga kodwa ngezithelo zabo liza kubazi nxa ngingakhangela phandle lapha futhi ngihambe ukuyathatha ingqoloyi ngiyathatha ingqoloyi kodwa ukhula lonke lubotshiwe futhi kuphila ngezulu elifanayo lelo elehlela ingqoloyi futhi izulu kalithunyelwanga ukhula lathunyelwa ingqoloyi kodwa izulu lisensimini ingqoloyi ise ukhula lusesimini yengqoloyi kwathola nje inzuzo eyeneleyo evela ezulwini njongo kwayenzwa ngokunye kwakho futhi izulu elifanayo elenza ingqoloyi iphile lenza ukhula luphile zonke izinto emvelweni zifanekisa okukamoya njengoba sifundisa nanko ke lapho okwamadimoni amadimoni elingisela isikristu ngokunjalo elesibusiso lokho kayisilo cakho olucengwa ulaza bazalwane nxa lingakuthatha khona bona manje kuliqiniso ngakho kangisindiswanga lamuhla ngoba ngiyenelisa ukumemeza kangisindiswanga hathi ngenxa yokuthi ngizwa njengokuthi ngisindisiwe ngisindiswe ngoba ngihlangane lezimiso zikaNkulunkulu zaleli iBhayibheli uJesu wathi lo ozo amazwi ami futhi akholwe kuye lo ongithumileyo ulempilo engapheliyo futhi akasoze abuye ekulahlweni kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni ngiyakukholwa lokho kunjalo futhi kizo lezo zimiso ngisindisiwe ngoba uNkulunkulu watsho njalo uba wangitshela usindisiwe ngoba omunye umuntu watsho umoya ovunguzayo olamandla ungitshayile ebusweni lokho kuyamangalisa kodwa ngifuna ukuba kwazi lapho lumoya ovunguzayo olamandla ovela khona ngaphambi kokungitshaya ebusweni bona manje ngimpilo bani ozayiphila emva kwalowo moya olamandla ovunguza usukuthayile bona kungezithelo zakho uyaziwa ngakho amadimoni angasebenza khona phakathi kwamaKristu liyakukholwa lokho khangela uPaul wathi manje nanku lapha abezulu losuku lokuphela nxa kulabanye benu lapha lingixolele nxa ngisitsho loba yini emelana lani kangikutsho ulutho ngimelana lani kulalokho engingakwenza i-asembuzi loba elinye ama-baptist kumbe omunye othile kuliqiniso yilokho okuliqiniso lapho eliphambuke khona yilokho liyenza abaprofeti kuwo lawo madoda lezinto ezingayisizo abaprofeti abaprofeti ngababekwa izandla njalo bathunywe phandle abaprofeti bayazalwa bona ebhayibhilini kulesipho sokuprofeta yikho lapho iphutha lakho elaba khona phakathi kwesipho sokuprofeta lomprofeti isipho uNkulunkulu ngezikhathi zendulo langendlela ezijiyeneyo wakhuluma kubo baba ngabaprofeti ensukwini zokugcina lezi ngendodana yakhe uJesu Kristu futhi umzimba kaKristu kulezipho zikamoya eziyisificamunwemunye zisebenza phakathi kwawo futhi kungaba kowesifazana lo lobu busuku isiprofeti singaphindi sibe khona njalo impilo yakhe yonke ngaba kowesifazana lo ubusuku obulandelayo ngawumbe kulindoda isikhathi esilandelayo ngawumbe kulona ngemuva ngale isikhathi esilandelayo lokho ngakumenzi abe ngumprofeti ngakwenzi muntu abe ngumprofeti kuyisipho sesiprofeti phakathi kwakho futhi anduba leyo ndoda kumbe leso siprofeti sethulwe ebandleni mele sahlulele phambi kwababili kumbe abathathu abahluleli abangabakamuya kuyikho na ngendlela manje uPaulo wathi lonke lingaprofeti munye ngamunye enye into yambulwe kulowo yekela lwana azithulele awu lokho ke kungenza ixuku lonke libe ngabaprofeti phela mayelana ngokufundisa kwalamuhla hathi bandla lePentecost silezi zinto zonke zivutshanisiwe futhi yiso isizathu uNkulunkulu angeke angene size sibe lento leyo isiqondisiwe futhi laseBhayibhelini kunjalo ufanele uthole indlela eqondileyo uzakwakha njani indlu ungazange ukhangele ipulani bona Banele uqale kahle manje phakathi la prophet kaligazi libone omunye umuntu esima phambi kuka Isaiah uMose omunye wenu uKora ulunye usuku futhi wazama ukulwisana laye futhi uNkulunkulu wathi zehlukanise ngizavula umhlaba futhi umprofeti uZedi izipho lokubizwa kuphenduka yikho ukugcoba phambili kukaNkulunkulu kusukela kulusane kukhula yonke into yayiphelele indlela yonke khona kanye lokhu akuthoyo kwakuliqiniso futhi kwakuqinisa futhi kwaba kupha kulelizwi likaNkulunkulu libuya kumprofeti kodwa isipho sokuprofeta sisebandleni manje wathi awu abaprofeti iTestamente elidala oh hatch iTestamente elitsha lalilaba prophets uAgabus wayengumprofeti weTestamente elitsha khangela umoya wesiprofeti usehla phansi lapho futhi utshela uPaul mayelana ngakho khona ke nangu esiza uAgabus esehla evela eJerusalem futhi wafumana uPaul futhi wambopha ngebhantla futhi wajibilika futhi waitsho kanje inkosi indoda ebigqoke lokho izabotshwa ngamaketane lapho ifika eJerusalem uAgabus lo owamayo futhi watsho wakhuluma ngaphambili lokho okwakuzathatha indawo wayengumprofeti hatshi umuntu owayenesipho sokuprofeti futhi isipho sokusilisa futhi lazo zonke izipho lezo mngani wami wePentecost ukuxubansile izipho sebandleni phansi kwaloba yibaphi abantu ebandleni loba ngubani lo obhabhathizwe emzimbeni umoya munye sonke sibhabhathizelwe phakathi futhi iBhayibhilathi ngile sipho sokusilisa awu iBhayibhilathi vuma impambeko yakho komunye lomunye futhi likhulekelane omunye lomunye wonke umuntu khulekelane omunye lomunye ngasisilo iqembu elehlukeneyo sibambeni iqembu elibutheneyo bona manje futhi lapho kuyikho amademoni kwezinye izikhathi esebenza manje khangela lokhu uPaul akutsho nxa omunye ekhuluma ngendimi futhi omunye acasise futhi loba yini akuthoyo akwahlulelwe anduba ibandla likwamukeli manje akusoze kube yikucaphuna kombhalo kumbe enye into enjalo uNkulunkulu kaziphindi ngokwakhe kodwa kuza kuba isixwayiso ebandleni khona ke nxa abahluleli abahle besithi kasi kwamukeleni lokhu kulungile kwakungokwenkosi owesibili ethi kasi kwamukeleni umlomo wababili kumbe abathathu abafakazi makuthi lonke ilizwi liqiniswe khona ke ibandla likwamukele futhi lihambe liye kulungiseleni ngalokho kungagcwaliseki okwathiwoyo khona ke lilomoya omubi phakathi kwenu kunjalo futhi nxa kugcwaliseka khona ke kungani uNkulunkulu umoya kaNkulunkulu phakathi kwenu manje yikho lapho umele ukhangele futhi unanzelele ngakho ungazami ukubamba ngamandla angeke ngizenze ngokwami ngibe lamehlo ansundu lapho ngilala uhlaza okwesibhakabhaka bona ufanele ngisuthiseke ngamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka manje nanku lapho amademoni asebenza khona ezigabeni sabantu bakamuntu manje lenye into ejulileyo ezayo lapho futhi ngithemba kayijulanga kakhulukazi manje ngale kuSamuel wakuqala 28 ngifuna ukubala othile umbhalo lapho khona kulesi isikhathi ngifuna ukuthi ngilalelisise okuzwayo futhi ngifuna ukuletha amademoni ngilitshengise ukuthi asebenza njani ebandleni futhi lokuthi uSathane uloku lingisela kukho konke okuqobo okukhona manje lini lingabona njengokutsho kweBhayibheli ukuthi amademoni ayabuya phakathi kwamaKristu futhi ayalingisela manje izikhathi eziningi sithe abantu ngamaKristu lapho bona besithi yakholwa kuJesu Kristu indaba oDavid bakholwa into efanayo futhi bayathuthumela leso kayisiso isibonakaliso sokuthi usindisiwe obunye ba lobu busuku ngifuna ukungena ekukhetheni khona ke ngiza kubona ukuthi insindiso ichoni bona kayisiyonto owaba lokwenza ngayo kwasekuqaleni kumbe ekucineni kwakho kumbe akula lutho ongalwenza ngakho uNkulunkulu uyasindisa umuntu kungelasimiso mfana lokho kuchoni kwajula akuzange na manje ungahle nje kukhuphe lokho ehlelweni lakho lapho sisa sekikho kulungile Abraham wayekuqala kokholo lwethu kuyikho na uAbraham wayelesithembiso futhi uNkulunkulu wabiza uAbraham ngoba wayengumuntu omkhulu ngiyathemba Hathi umzalo wehla phansi evela eBabiloni elizweni laseKhaledi emzini waseUri futhi uNkulunkulu wambiza futhi wenza isivumelwano sakhe kanye laye kungelasimiso ngiza kusindisa wena futhi hathi wena kuphela Abraham kodwa imbewu yakho kungelasimiso uNkulunkulu wenza isivumelwano kanye lomuntu futhi umuntu uyephula isivumelwano sakhe sonke isikhathi umuntu kakazi agcine isivumelwano sakhe loNkulunkulu umthetho kawukazi ugcine babengeke bagcine umthetho uKristu weza futhi waphula umthetho ngokwakhe ngoba uMusa wawusuvele wapha umsindisi uMose wapha indlela yokuphepha futhi ke ukuphepha bengizama ukutsho futhi ke abantu emva kwalokho babelokhu befuna enye into yokwenza umuntu uhlezi ezama ukwenza enye into ukuzisindisa ngokwakhe lapho ungeke ukwenze kwimvelo yakhe lapho esanda kufumana ukuthi wayenqunu esivandeni sase-Edeni wenza amafasikoti ngamahlamvu omkhiwa kuyikhona kodwa wafumana ukuthi ayengasebenzi akula lutho umuntu angalwenza okungamsindisa ngokwakhe uNkulunkulu uyakusindisa kungelasimiso indlela yonke usehla ngesikhathi futhi ke lapho usindisiwe usindisiwe khangela ku-Abraham lapho le ndoda eyayikhona waya khona futhi uNkulunkulu wamupha ilizwe lasePalestina futhi wamtshela ukungasuki lapho noma nguphi umJuda osuka ePalestina wayehlihlele emuva uNkulunkulu wamtshela ukuthi ahlale khona lapho nxa uNkulunkulu engakutshela ukwenza enye into futhi ungayenzi ngakho uhlehlele emuva yikhona kulungile ukuswelakala kwezulu kweza ukulinga ukholo luka-Abraham futhi kulokuthi u-Abraham ahlale lapho hatshi wayenga la kuhlala lapho wabaleka futhi wathatha uSera futhi wahamba phose amamayila angamakhulu amathathu ngifisa aluba ngilesikhathi sokungena kulokhu wehlela kwelinye ilizwe futhi lapho efika phansi lapho futhi lapho wathola linkosi enkulu phansi lapho u-Abimeleki wayeyinsizwa encinyane futhi wayedinga isithandwa ngakho wamthola umka-Abraham uSara futhi wasemthanda futhi u-Abrahama wathi manje umtshele ukuthi ungudade wethu lami ngingumfo wenu ngakho lokho kwamthokozisa u-Abimeleki ngakho wathi kulungile siza kuhambisa endlini yobukhosi futhi ngithemba abesifazana bamlungisela futhi wayeza kumshada ngosuku olulandelayo futhi u-Abimeleki wayendoda enhle indoda elungileyo futhi ngalobo busuku lapho elele inkosi yabonakala kuye futhi yathi ufana lo muntu ofileyo wathi indoda owesifazana olaye phandle lapho ukumshada umfazi wenye indoda manje khangela mfazi wenye indoda ngani wathi nkosi uyakwazi ukuthembeka kwenhliziyo yami elungileyo indoda engcwele uyakwazi ukuthembeka kwenhliziyo yami leyo ndoda engitshele ukuthi lo udade wawo futhi yena kazange angitshele yini ngokwakhe ukuthi lo bekungumfo wakhe wathi uNkulunkulu wathi bengisazi ukuthembeka kwenhliziyo yakho futhi yiso isizathu ngikugcinile ukuthi ungangoneli kodwa lo ngumprofethi wami haleluya wa-eyini ehlihlele emuva futhi engokuncinyane okungumqambi manga olenhloni kunjalo yini oh hatshi ngakula manga amancinyane amhlophe angaba ngamanga amnyama kumbe awasomanga lakancane indoda ihlezi phandle lapho ikhuluma amanga asegcekeni isithi ukuthi ungudade wakhe lapho kungumkakhe ekhekheleza futhi ehlehlele emuva futhi nansi indoda elungileyo imile phambi kukaNkulunkulu futhi yathi nkosi uyayazi inhliziyo yami kodwa kangisoze ngizwe umkhuleko wakho Abimeleki kodwa umthathe umbuyisele futhi umyeke akhululeke ungumprofethi wami ngiza kuzwa yena yebo umhlehleli imuva umqambi manga kodwa lo ngumprofethi wami lelo liqiniso lelo libhayibhile manje lingayikude ngokudlulisileyo uhlangothi lamakhalvini kanye emuseni kokuphela ngoba uzangena phakathi kwehlazo ubona manje okwesikhatshana nje sizathola isikhathi liviki ukukuletha lokho futhi ngilitshengise ukuthi kusegcekeni njani kodwa ungacabangi ukuthi ngenxa yokuthi wenze enye into embi ukuthi usuhambile nini lanini ungumntwana kaNkulunkulu, uzelwe ngomoya kaNkulunkulu, ngamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu, futhi izithelo ziza zifakazela ngokwazo. Nanko ke manje, nanko silapha sihlezi elizweni manje. Ifuna ukubala lapho indima 6. Futhi lapho uSawulu ebuza enkosini, inkosi kayizange iphendule, noba ngephupho kumbe ngeyuri kumbe ngomprofeti. Futhi ke wathi uSawulu encekwini zakhe, ngidingeleni owesifazane olomoya wedlozi ukuthi ngiye kuye futhi ngibuze kuye, bengingabeka enye into entongeni khona lapho. Okwe nje ngidingeleni owesifazane olomoya wedlozi. Futhi inceku yakhe yathi kuye, khangela khona owesifazane lo olomoya wedlozi e-Endori. Futhi uSawulu wazifihla ngokwakhe, futhi wasegqoka isigqoko esinye isigqoko, futhi wasehamba ababili, futhi amadoda amabili kanye lawo, futhi base besiza kowesifazane ebusuku. Futhi bathi, ngiyakucela mbulele mina ngomoya wakho wedlozi, futhi ungilethele phezulu lo engiza kuqamba kuwe. Futhi owesifazane wathi kuye, khangela wena uyakwazi lokho uSawulu akwenzileyo, uyakwazi usebaqumile bonke labo abalomoya wamadlozi futhi abathakathi phandle kwelizwe. Ngakho-ke ungibekele umjibila wempilo yami futhi lokungibangela ukufa. Futhi uSawulu waphendula wafunga kuye ngenkosi esithi, njengoba inkosi iphila, awusoze kube nesitheziso esiza kwenzakala phezu kwakho. Khona-ke wathi owesifazane, ubani okufanele ngimlethe kuwe? Futhi wasesithi, ngilethela uSamuyeli. Futhi lapho owesifazane ebona uSamuyeli, wamemeza ngelizwi elikhulu. Futhi owesifazane wakhuluma kuSawulu esithi, ngani ungikhohlisile, ngoba wena unguSawulu. Futhi inkosi yathi kuye, ungabi lokwesaba, ngoba uboneni we. Futhi owesifazana wathi kuSawulu, ngibone oNkulunkulu besenyuka emhlabeni. Futhi wasesithi kuye, ube yisimo bani akade yiso? Futhi wasesithi, indoda endala iyeza, futhi wembethe ingubo. Futhi uSamuyeli, yiyo ingubo yomprofeti sibili bona, wabona ukuthi kwakunguSamuyeli. Futhi wasesima kanye futhi lobuso bakhe emhlabathini, futhi wazikhothamisa. Futhi uSamuyeli wathi, uSawulu, kungani ungikhathazile futhi wangiletha lapha? Futhi uSawulu waphendula futhi wathi, ngiyahlupheka kakhulu ngenxa yamaFilistiya, enza impi la, futhi uNkulunkulu usesukile kimi, futhi akangiphenduli kumbe ngomprofeti kumbe ngephupho. Ngakho-ke ngibizile kuwe ukuthi wena uzokwazisa kimi lokhu okufanele ngikwenze. Futhi-ke Samuel wathi, pho-ke uyangibuza mina, ubone ukuthi inkosi isisukile kuwe futhi yaba yisitha sakho, futhi inkosi isiyenzile phezu kwakhe njengoba wakhuluma kimi, ngoba inkosi isihluthule umbuso wayo esandleni sakho futhi yasiwupha lo lakuDavida. Manje abaningi benu lijwayelane lalokho. Manje sifuna ukuya khona phakathi futhi uNkulunkulu asisize kathesi okwesikhatshana ukungena kulokho. Manje khangela, kwakule ndoda uSawulu lo owayethathwa njengomprofeti, ngoba waprofeta labaprofeti, kuyikho lokho na bafundisi? Manje lapho lindoda yayisihlehlele emuva, kuyikho na? Kodwa khumbula lapho uSamuyeli athi uzakube ekhona kanye laye usuku olulandelayo, esehambile isikhathi singakeneli, bona kulungile, nxa unganaki uNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukhupha emhlabeni. Khangela encwadini yabaseKorinte lapho ukuthi uPawulu wababeka njani lapho ehlelweni. Wathi kuqala, ngibonga uNkulunkulu ngani ukuthi kakula zinto ezinjalo phakathi kwenu, futhi lokunjalo, futhi kanjalo ukuthi gali sileli isipho sikamoya. Ebatshela lokho ababeyikho ngokwesikhundla kuKristu. Khona-ke waqala ukuyekela isando phezu kwabo, ebatshela mayelana ngabesifazane babo abathumelayo lokuthi babe senza njani lokuthi babe sidla njani etafuleni lenkosi. Futhi lenye indoda phila kanye lo mama omncane wayo futhi wasesithi kulindoda kuKristu, mnikeleni kudeveli ekubhidlizweni kwenyama ukuthi umphefumulo usindiswe. Bona yikho kanye mnikeleni. Bhayibheli lathi lesi sizathu abaningi bayagula futhi babuthakathaka phakathi kwenu, futhi abaningi balele sebedlulile isikhathi singakafiki ngenxa yesu. UNkulunkulu ukukhuphile phandle kwendlela bonakaliso esihle wawungumKristu nxa wawuthethwe. Ngakho manje nanzelela phakathi lapho. Sawu wayebalwa njengomunye wabaprofeti, kumbe phakathi kwabaprofeti ngoba waprofeta. Futhi kathesi wayesehlehlele emuva ngoba kamlalelanga uNkulunkulu, futhi umbuso wakhe wahluthunywa ezandleni zakhe, futhi wabekwa esandleni sikaDavida, lo uNkulunkulu owayemgcobile ngoSamuyeli kanye ngophiso lwamafutha. Nanzelela khona-ke babele ndlela ezintathu ababelazo ezokuthola ngazo izinto zivela kuNkulunkulu. Okokuqala kwakungumprofeti, okwesibili kwakuliphupho, futhi okwesithathu kwakuyi-Urim yeTumim, futhi kwakungaphenduli. Manje liyazi lokho umprofeti ayikho, liyazi lokho iphupho likamoya eliyikho, futhi liyakwazi lokho i-Urim yeTumim eyikho. Liyazi ngolunye usuku babuza indoda pho-ke mayelana nge-Urim, futhi leyo ndoda kayizange ingitshele lokho eya iyikho i-Urim yeTumim, ngoba kwakunguNkulunkulu ephendula ngalokho. Bona futhi udeveli wenza ukulingisela ngakunye kwakho konke lokhu, umthakathi profeti wamanga futhi lesanusi. Bona manje i-Urim yeTumim yalenga esifubeni sika-Aaron lapha, futhi i-Urim yeTumim yambuza phezu kwalawo matshe, futhi bayilengisa ethempelini. Futhi lapho bengelaqiniso babehamba phambi kukaNkulunkulu ekuphenduleni, futhi ukukhanya kwakubaneka kuleyo Urim yeTumim. Leyo loba kwakuyintando kaNkulunkulu kumbe hatch. Manje lapho i-Urim yeTumim ingaphenduli, manje leyo kwakuyimpendulo evela ngqo kuNkulunkulu. Manje i-Urim yeTumim yalamuhla isanusi sasithatha imbumbulu eyingilazi ukufananisa lalokho into yamanga. UNkulunkulu usebuthathwini, amandla kaNkulunkulu asebuthathwini, futhi udeveli usebuthathwini, futhi lamandla akhe asebuthathwini, futhi ngingakutshengisa ngeBhayibheli. Futhi leyo Urim yeTumim kwakuyimbumbulu yengilazi lelo udeveli alisebenzisayo lamuhla, futhi lo mprofeti wamanga emuva lapho lamuhla lo esilaye kathesi waye kumbe umthakathi kumbe isanuse phandle lapha kwathatha indawo yomprofeti ehlangothini lukadeveli. Bona lokho engikutshoyo. Manje khona-ke i-Urim yeTumim lamuhla liBhayibheli leli. Nxa omunye umuntu enike isiprofeti kumbe iphupho futhi kakuqathanisani kumbe ukuhambelana leBhayibheli likaNkulunkulu kungokwamanga, lingakukholwa. Indoda yabuya kimi kungasikude ivela e-India lapho engilungisela ukuya khona umthumayeli omncinyane omuhle. Wathi umfowethu Branham ngibuye phesheya lapho, wathi owesifazane wayelomoya ongcwele, futhi wathi wayehlabusa kakhulu nje owesifazane omuhle. Wathi futhi yena wayetshadekane, futhi wayephila le ndoda yakhe yesine, futhi ngase ngisithi awu lokho kungaba njani Nkosi. Futhi wathi ngahamba kuye futhi ngathi oh udumo kuNkulunkulu, wathi haleluya dumisa iNkosi. Omunye nje kwalolo hlobo liyazi, wathi haleluya dumisa iNkosi. Wathi iNkosi ingitshelile la ngizakupha iphupho, futhi wathi iphuphe ukuthi umkami ngimbone ephila ebufebeni. Futhi waphenduka kimi futhi wathi oh ungangixolela Victor, ungangixolela. Ngangizange ngathi sibili ngizakuxolela futhi ngikuthathe njalo. Wathi manje yikho lokho engakwenzayo. Wathi bona ngiyaxolela. Ngathi Victor phupho lakho belilihle okulamandla, kodwa udeveli ukuphelona. Wathi ngani? Ngathi akuhambelani kanye lelizwi likaNkulunkulu, uphila ebufebeni ngeqiniso. Angeke aphile kanye lamadoda amanye, kuqondile. Angachiya lo futhi abuyele kowakhe kuqala, usebubini ukwedlula akade eyikho eqalisa. Fanele aphile eyedwa impilo yakhe yonke. Ngathi uyazi lokho, akuhambelani kanye lelizwi likaNkulunkulu. Ngakho yena phupho lakho lali ngamanga ngathi alifanani kanye lalokho. Futhi lapho umprofeti esephe isiprofeti, futhi bakhuluma futhi befuna ukubona nxa isiprofeti leso sasiliqiniso babesibeka phambi kweUrim yeThumim futhi nga ilizwi likaNkulunkulu lapho sela ukukhanya kuUrim Thumim khona ke kwakumqotho iqiniso futhi nga umuntu esipha ingcazelo esipha iphupho esipha enye into yeBhayibhelini futhi kumbe enye into futhi kungahambelani leBhayibhili likaNkulunkulu kungamanga naso ke iUrim yeThumim lamuhla ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma futhi lelo lizwi likaNkulunkulu ngokwalo njenga lokhu iUrim Thumim yayikho ngaphambili iBhayibhili lingakalutshwa amen haleluya ngizwa ngigcwalelwa inkolo khona kathesi lingangithathi njengodlulisa amalawulo nxa ukwenza yazi ngiyazi lapho engikhona kangidlulisanga ngentshisekelo kunjalo nanti iqiniso ilizwi likaNkulunkulu kangilandaba liphupho bani obela kumbe isiprofethi bani osiphileyo nxa kungayisilo ilizwi likaNkulunkulu kubi nxa kungahambelani lalelo lizwi yikho lokho okuluhlupho lamuhla omunye ulephupho omunye ulombono omunye ulendimi omunye ulesambulo sokwenze into yonke yaba yingxabangqoza lakho konke kule nhlanganiso zamasonto futhi ngokudazukana konke kumele kulethe esisekelweni sokucina futhi lelo lilizwi likaNkulunkulu lelo liqiniso amabandla akhiwe phezulu koyedwa wathi oh uJesu uza ebizeni elimhlophe ngiyazi bonile embonweni bayenza ibandla lalolo hlobo oh haleluya uza eseyezini bayakwenza kube yilolo hlobo bayadazukana futhi bahlukane futhi babizane isidleke samawabayi futhi indawo yemikhaza futhi layo yonke into kanjalo ngani mfowethu yatshengisa ukuqala inhliziyo yakho ayiqondanga lo nkulunkulu lapho usenza lokho kunjalo singabazalwane kufanele sinamathelane komunye lomunye siyadingana omunye lomunye manje khangela Sawule wayehlehlele emuva futhi uyenyuka yena uNkulunkulu wayesefulathise ubuso bakhe kuye futhi wenyuka futhi wabuza kubaprofeti abaprofeti bahamba futhi bazama ukuprofeta futhi uNkulunkulu wavala kazange aphe umbuzo umprofeti waphuma wathi angeke hatshi akazange angitshele ulutho mayelana ngawe aw khona ke wathi Nkosi ngipha iphupho ubusuku ngobusuku akula phupho elibuyayo khona ke wasesiya kuUrim yeThumim futhi wathi oh uNkulunkulu ngiba zamile abaprofeti ngizamile amaphupho manje wena ngisize ungakwenza wena na wavala akula kukhanya okwabanekayo ngitsho khona ke wayesesiya kumthakathi oh phansi ehlisiwe futhi wasesiya kuye futhi wasekhasa phakathi lapho futhi wazifihla ngokwakhe futhi lo mthakathi uyaphuma esiyabiza umoya kaSamuyeli manje ngiyakwazi lokho elikucabangayo abaningi bathi lo kwakungayisuye uSamuyeli kodwa iBhayibheli lathi kwakunguSamuyeli futhi kwakunguSamuyeli kuyamangalisa ukuthi ukubahamba njani lokho kayisikho na kodwa lo kwakunguSamuyeli iBhayibheli lathi kwakunguye futhi lo mthakathi wayesenelisa ukumbiza futhi wasembiza uSamuyeli futhi uSamuyeli wayekwenye indawo kodwa wayesazi ngalokhu okwakusenzakala futhi wayelokhu emile kanye lengubo yakhe yomprofethi kuye ngakho mfowethu lapho usifa kawufanga uyaphila kwenye indawo thile ake ngime nje okomzuzu ukungenisa lokhu okwamadimoni okomzuzu omncinyane wayelidimoni kodwa waye lokubambisana kanye lomhlaba wemimoya manje lamuhla kulabaningi abezomoya lapho abaziyo kakhulu mayelana ngokomhlaba wemimoya kulabantu abazithuyo ngokwabo ukuba ngamaKristu kukanti elidimoni ezikhathini zeBhayibheli kwakuyinto efanayo lapha uJesu elapha emhlabeni kwakulezi phicamfundo lezifundi labafundisi abanye babefundileyo kulabo abake babakhona bephuma emaseminari ukwedlula esingabaveza lamuhla futhi bengcwele amadoda adumileyo kwakufanele babe njalo nxa umlevi wayetholakala kwakufanele atholakale engasoleki elungile kuyo yonke indlela futhi kukanti lo ndoda wayengazilutho mayelana ngoNkulunkulu ukwedlula umvundla usazi mayelana lezicathulo zengqoqwane lapho uJesu esiza wehluleka ukumnanzelela futhi wabiza uJesu uDevil wathi ungubelzebub inkosana kaDevil yikho lokho na futhi nanti lisiza uhlobo lwedimoni eliphansi elalilomuntu ebothiwe phandle le emathuneni layo yonke into futhi bambiza udevil ngokwakhe wathi siyakwazi ukuthi wena ungubani ndodana kaNkulunkulu lo ongcwele yikho na abathaka labalumbi odevil bamnanzelela yena indodana kaNkulunkulu lapho abafundileyo abajumayeli bamaseminari bezisayensi zenkulu bamnanzelela yena ukuba nguBeelzebubu kubani oyeqondile udevil kumbe umthumayeli udevil kwakunguye futhi mfowethu kakutshintshanga kakhulu lamuhla kabananzeleli amandla kaNkulunkulu kungenani lokuthi uthole imfundiso enganani ungayingenisa phakathi kwakho uNkulunkulu akekho emazwini amakhulu uNkulunkulu usenhlizweni ethembekileyo ungama lapha khulume amazwi amakhulu sengathi angazi ukuthi lokhu akukulethi tuzana loNkulunkulu ungama uzejayeze ukuphinda intshumayelo yakho futhi utsho lezi izinto lokho kakukusondezi tuzane loNkulunkulu ungafunda isicazamazwi uze ulale kanye laso futhi kunjalo kungasoze kukusondeze tuze loNkulunkulu ethobekileyo inhliziyo ezehlisileyo ebululeni yilokho okukuletha kuNkulunkulu futhi lokho liqiniso amen inhliziyo ethobekileyo uNkulunkulu uyayithanda manje akulandaba nga ungabazi oABC bakho lokho kakwenzi umahluko inhliziyo ethobekileyo nje uNkulunkulu uhlala enhlizweni ethobekileyo hatshi emfundweni kakukho ezikolo kumbe isayensi zenkolo amaseminari hatshi kuzo zonke lezi ezinye izinto ezehlukeneyo hatshi emazwini amakhulu kumbe hatshi endaweni ezanga phezulu uNkulunkulu uhlala enhlizweni yomuntu futhi khona uzephulela phansi uzibeke phansi kakhulu ngaba mkhulu emehlweni kaNkulunkulu ngivumele ngikuphe enye into uyabona amasimu enu agcwele ingqoloyi phandle lawo khanda eligcweleyo ingqoloyi khezi likhothama okuligwenze okudala okuncinyane kuyaphakama phezulu futhi uzungizeke sengathi kwazi into yonke kakula lutho ekhanda yiyo indlela kanye labanele balaba madoda labo abacabanga ukubanakho okuningi emakhanda abo futhi kungela lutho enhlizweni yabo kanjalo ikhanda elincwele liyakhothama emandleni linanzelela uJesu Kristu njengendodana kaNkulunkulu futhi likholwe imisebenzi yakhe futhi yena ungofana izulu oh bayamnanzelela yena sibili ngesimo sembali kodwa kakusiyo nto yembali abantu bayaphakama futhi bathi oh ngiyakholwa iPentecost lapho babe lokuthululeka okukhulu futhi lezinto ezinjalo futhi upende umlilo indoda ewomi ngongqoqwane kayingeke ikhudumezwe ngomlilo opendiweyo umlilo opendiweyo kawukhudumezi yikho lokhu ababe yikho kuyini lamuhla nxa yena engofana izolo lamuhla lanininini lo ngomlilo opendiweyo omunye umuntu esewomele ukufa uthi khangela lo mlilo omkhulu ababelawo ngani lokho ngakukwenzi ukhudumale lokhu abakwenza ePentecost lokhu ababelakho eTestament lakuqala silakho lamuhla futhi masiya lapho uNkulunkulu engaqondisa linto futhi lebandla lihlele ndawonye uhlwitho luza kuza kodwa ngaselelisi lokuthola ukhulu lokusiliswa nguNkulunkulu phezu kwalokhu uhlwitho ngoba sonke sixubanisekile omunye ngalindlela lomunye ngaleyana indlela udokotela Zibani lo Zibani wathi kwakuyilokho awu umthumayeli wami wathi yena wayeyilokho isikhatshana esedluleyo owesifazana wathi yena nje ungowamanga wathi umpristi wami ungitshele njalo ngifisa umpristi wakhe engehla phansi lapha kanye sizabona kubani ongowamanga yebo sizabona kubani ongowamanga buya ukuzame lapha kungasikude ehalingene eTexas sasilenkonzo lapho futhi babele izibonakaliso ezinkulu yonke indawo ezimoteni lobo busuku ngize ngiye khonale batho ukuthi FBI yayilapho ukungiveza obala ngokuba ngumkhohlisi ngakho inkazana encinyane yayisilisiwe phezulu eTexas lapho kwenye indawo wayephezulu futhi ngicabanga phose amamayila ayinkulungwane phezulu ePanhandle futhi lokho kwakuphansi ehalingene phansi emngceleni umfowethu Baxter wabuya wathi mfowethu Branham wathi kawuzake uboni ingxabangqoza enje phansi le phose abantu abazinkulungwane ezine kumbe ezinhlanu futhi wathi futhi ke
yonke indawo iFBI iza kubamba wena kuplatform ebusuku futhi ikuveze obala ngathi awu ngiyathokoza sibili ngalokho what yayazi leyana inkazana encinyane leyo eyasiliswayo ngobunye ubusuku ngangisiza ngekhaya ngivela ngisiya ekamelweni lami ngezwe enye into ikhaya uthi ngathalaza ngacabanga mhlawumbe omunye umuntu wayehlaselwe kwakuyinkazana futhi ngakhangela emuva ngathi futhi ngabuyela emuva ngathi yini uhlupho kosazana futhi kwakungamankazana amancinyane amabili emile lapho phosi iminyaka elithumi lasikhombisa ithumi lasificamunwembili ubudala ngamunye wabo bekonene ingalo zabo omunye lomunye bekhala but mfowethu Branham ngazi ke lapho babengazi wathi thina ngamletha yonke indlela phansi lapho wathi kumele aye endaweni yabahlanyayo futhi kazana encinyane yayisemhlanganeni wami phezulu elapho kuTexas futhi wathi ngakwazi nxa ngingavele ngimlethe phansi lapha futhi umthandazeli ngiyakholwa uNkulunkulu wayengamsilisa awu ngacabanga ukholo olunganani futhi ngathi awu manje dadewethu ungayamthatha yini futhi ke lapho ngathi uze phansi lapha usemoteni egada ababili elubala lothanga kawuzange na wathi yebo futhi ngathi umama wakho uyisigoga wathi kunjani ngathi ungowe bandla leMethodist wathi yilo kanye iqiniso futhi ngathi emgwaqweni lisehla ngiphosela bhewuka wena lonkazana lo belihleka lapho lisiza lapho lapho kuyingxenye yeconcrete lengxenye yeasphalt futhi belithatha ijiko yena wathi bowethu Branham lelo liqiniso ngathi futhi icho kanje inkosi inkazana isilisiwe usuku olwalandelayo wayechisa idolobho etshela umuntu wonke ehamba eboda mayelana ngakho ngoba babengamazi lapho ukuba wayekuleso simo kumbe hatshi futhi ke ngalolo suku umfowethu Baxter wathi bowethu Branham wathi wona amankazana aphansi lapho apakisha izikhwama zabo futhi le into eyodwa angazange ayazi ukuthi ngiyayazi izimali zethu zasizehlile phansi kakhulu angizange ngimvumele akhulume mayelana ngakho kodwa omunye wabo lamankazana wayefake amakhulu ayificamule munye kulo mnikelo ubusuku bayizolo phambi kwalokho futhi wakhwezwa leyo mali phezulu manje akazange akwazi khona kuze kube yilolu suku kodwa ngangikwazi khona bona ukuthi ngi uNkulunkulu wangitshela kuzalunga futhi umfowethu Baxter wathi bowethu Branham wathi kungangcono ungivumele ngidonse kancinyane wathi sebake baba nabanye balabo basilisi bakaNkulunkulu phansi lapha lokhu okudonse laba bantu ngathi akulalutho hatshi nomzane kawusozi ukwenza mfowethu Baxter loba nini lapho usenza ukudonsa okwezimali njengalokhu yiso isikhathi mina lawe xawulana izandla njengabazalwane futhi ngizahamba ngedwa ngabona ngathi ungakwenzi lokho ngathi uNkulunkulu ungumnikazi wenkobo ezintabeni eziyinkulungwane futhi yonke into ngeyakhe ngingowakhe uzanginakakeni wathi kulungile futhi lobo busuku wathi mfowethu Branham khangela lapho omunye umuntu khangela la nansi imvilophu lapha kayilabizo kiyo ilamabhili ayisificamunwemunye amadola ekhulu phakathi kwayo khona kanye esikufunayo nje esifanele ukubamba ngathi mfowethu Baxter yena wathi ungixolele ngakho ke ngazi ukuthi kwakuyinkazana leyana ngakho ke ngakho usuku olwalandelayo umfowethu Baxter wathi umfowethu Branham baphansi ngale bepakisha impahla zabo bekhala ngathi yini indaba wathi kungangcono wehle phansi futhi ubabone ngahamba phansi ekamelweni lapho ababekile ngathi kamelo liphi abakilo ngehla phansi lapho futhi ngaqoqoda emnyango ngabezwa bekhala ngaqoqoda emnyango futhi unkazana wabuya emnyango wathi oh mfowethu Branham ngiyaxolisa wathi ngikubangele lonke lo uhlupho ngathi uhlupho yini indaba dadewethu wathi oh sengibangele iFBI ukukulandela futhi ngathi oh kunjalo na wathi yebo wathi ngithemba ngifakaze kakhulu edolobheni lamuhla futhi la yonke into ngathi hatshi futhi wathi mfowethu Branham iFBI iphezulu lapho iza kuveza obala lobu busuku ngathi awu nxa ngisenza loba yini okubi kumele ngivezwe obala bona ngathi sibili nxa ukuthumayela ivangeli kumele kuvezwe awu kasikwenzeni bona ngathi ngiphila ngeBhayibheli leli futhi lokho iBhayibheli elingakuthoyo lesi yisivikelo sami khona lapha bona futhi ngathi futhi yena wathi awu wathi ngiyaxolisa ukuthi ngenze lokho engikwenzileyo ngathi kawenzanga lutho dadewethu. Wathi awu kawesabi ukuya khona lapho, futhi ngathi hatshi. Wathi awu i-FBI ikhona, ngathi awu ngake ngaba labo emhlanganweni wami kuqala futhi basindiswa. Ngathi umnu Alfra, Captain Alfra, abanengibeni ngiyakwazi ukuguqula kwakhe phezule eTacoma, Washington. Wasindiswa khona phansi okudutshulelwa khona. Weza emhlanganweni wathi ngalandela lindoda okweminyaka emibili futhi ngezwa mayelana ngezimali futhi ngakukhangela futhi ngaya kukho konke futhi wathi kuliqiniso. Ngalilalelanga odlulisa amalawulo lobu busuku, lilalele iqiniso. Wathi omunye wamadoda esipholiseni lo engenza udokotela akhangela umntanakhe kwakhe futhi wamthumela emzileni wokukhulekelwa futhi wathi umntwana watshelwa khona kanye lokhu okwakukubi ngaye futhi lalokhu okwakwenzakele kuye. Futhi wathi ensukwini eziyisificamunwembili uzakuba esephendukile esikolo indaba yepoliyo. Futhi wathi ngosuku lwesificamunwembili umntwana wabuyela esikolo. Wathi ngimlandelile okweminyaka emibili phambi kwabantu abazinkulungwane ezilitshumi lapho kuyikho kuthi nanko umfanekiso wakho umhlangano wesihlu ebhukwini lakho. Wathi ngifuna lonke libe kwazi ukuthi ngalilalelanga umfaniseli wezinkulu, lilalele iqiniso. Captain Alfra, futhi usuku olulandelayo ngamkhokhela kuNkulunkulu futhi wemukela ubhaphathizo lukamoya ongcwele okudutshulelwa khona phansi endaweni enkulu phandle lapho. Ngathi mhlawumbe lindoda izakwenza okufanayo. Ngakho wathi uyesaba ukuya khona lapho? Ngathi ukwesaba ngani? Hatshi, ngitsho ngempela, ngitsho ngempela. Kungani ngimele ngesabe lapho uNkulunkulu engithumile ukuthi ngikwenze? Yena nguye lo olwa impi, hatshi mina. Ngakho ngathi manje ngifuna lonke lina lihlalele khatshana. Futhi ngakho saya emhlanganweni lobo busuku, indawo yayigcwele. Futhi umlindi lapho waphuma wathi Fundisi Branham, ngaqatsha abantwana abalithumi bama-Mexican. Wathi khangela lapho Fundisi Branham, uyakuvezwa obala lobo busuku i-FBI umadlulisa amalawulo wezinkulu kumbe enye into enjengalokho. Futhi wathi kukuzo zonke lezo zimoto donsela phandle. Wathi iqatshe abantwana abancinyane bama-Mexican abalitshumi baza kuwadonsela wonke phansi futhi bawafake lapho. Wathi oh ngizwe sengathi ngambamba loo ndoda. Ngathi ungakhathazeki mnumzane, uNkulunkulu uza kumbamba bona. Ngathi umyekele nje enjalo. Ngakho wasesiza futhi lobo busuku lapho singena angisoze ngikukhohlwa. Ngangena ekamelweni nga umfo wethu Baxter wahlabela kholwa kuphela. Wathi manje umfo wethu Branham uthi sisuke esakhiweni. Wathi sengisiya emuva ekucineni emuva futhi ngihlale phansi. Wathi balungiselela ukumveza obala lobu busuku lapha kuplatform. Wathi ngibonile empini eziningi ezinzima futhi ngabona uNkulunkulu ethatha indawo yakhe. Wathi ngiyakuya ngemuva nje ukuhlala phansi. Ngeza ngathi bengibala okuyintatshana okuncinyane lapho ukuthi ngizavezwa obala lobu busuku kuplatform lapho. Ngathi ngifuna abameli be-FBI kathesi baze phambili futhi bangiveze obala lapha kuplatform. Ngathi ngimile la ngokuvikela ivangeli ngifuna ukuthi libuye lingiveze obala. Ngama ngathi mhlawumbe ngabakabi khona lapho ngikwazi lapho engangikhona. Wayesevele esengitshengisile ekamelweni lami phezulu le lokho okwakuza kwenzakala anduba ngisuke uyabona. Futhi ngathi mhlawumbe ngiza kuma okwesikhatshana ake sihlabele ihulu futhi omunye weza futhi wahlabela eyedwa. Ngathi meli we-FBI phakathi kumbe uphandle ngilindelwe ukuvezwa obala, ungabuya phambili akula muntu owabuyayo. Ngaqhubeka ngiswela lapho okwakukhona. Inkosi yangitshela lokho okwakuyikho. Kwakungabatshumayeli ababili ababehlehlele emuva futhi ngangikhangele ngabona ithunzi elimnyama lilengile ekhoneni. Ngazi lapho okwakukhulu. Ngakhangela lapho futhi wasuka kwaya phezulu futhi wayangena phezulu estezi njengalokho indodana egqoke isudu elombala oluhlaza owesibhakabhaka omunye eyimpunga. Ngathi bangani kakula FBI, kuyini FBI elo kukwenza kanye lokuthumayela iBhayibheli? Ngathi ngitsho ngempela babengayisibo abameli ababili be-FBI ukungiveza obala, kodwa nakho ukuvezwa obala. Nampo lapho abahlezi khona phezulu lapha bona abathumayeli ababili khona lapho futhi basebesehla phansi. Ngathi lingehli phansi njengalokho futhi
Ababili ba, bama texi, babesa kwela pezu, la futi, bababa, ngati hachi bazalwane. Loku kakusiyo indaba yenyama lekazi. Dlalani nje lithule, uNkulunkulu uzakunakeke. Loku, ngati manje bazalwane, kangelani, lisase pezu la, kangelani, ngalindlela. Ngati uba, lithenge nguSimon iSanuse, ngaphansi kobuthakathi, bengithakatha abantu. Ngathi uba nginguSimon iSanuse khona-ke lina lingumuntu kaNkulunkulu manje yehlani phansi kuli platform futhi uba nginguSimon iSanuse akuthi uNkulunkulu angitshaye ngife futhi uba ngingumprofeti kaNkulunkulu yehlani phansi futhi makuthi uNkulunkulu alitshaye life manje siza kubona kuphi onguye longayisuye manje yehlani phansi siza hlabela ihubu phandle kwaleso sakhiwo baphuma futhi kazikazi sibabone kusukela bona ngathi wozani uba ngibuSimeon iSanuse makuthi uNkulunkulu angitshaye ngife futhi nxa ngingumprofeti kaNkulunkulu khona ke uNkulunkulu uzalitshaya life lapho lisiza kuleyi platform uba ngiliqiniso phambi kukaNkulunkulu uNkulunkulu uzaliyekela life kuleyi platform bazi ngcono kunjalo bazi ngcono babezwile kuvela kwezinye indawo kunjalo ngakho ungacabangi kodwa lokho uNkulunkulu ayikho lokho enguNkulunkulu uyaphendula manje lumthakathi we-Endori wabiza umoya kaSamuyeli futhi uSawulu wakhuluma kuSamuyeli manje ungamangala lokhu kungenziwa njani akungeke kwenziwe lamuhla hathi numzalo ngoba igazi lenkabi lembuzi lalilindele kuphela isikhathi sokugcwaliseka lapho umuntu esifa kulezo nsuku bajumayele ngisekeleni nxa licabanga ukuthi kuyikho lapho umuntu esifa wayesifa engaphansi kwenhlawulo yenyamazana futhi umphefumulo wakhe waya eparadisi futhi lapho wahlala kwaze kwathi lokhu kuze kube lusuku lokuhlela futhi umphefumulo wakhe wawuphakathi lapho akuthi ngilidwebele umfanekiso omncinyane la bangaki ababala indatshana yami kumbe indatshana abayilobayo mayelana ngami ku-Reader's Digest lapha phose kweka mfumfu kaLwezi kulungile likela nanzelela ukuthi lokho kwabanjani likela nanzelela phose amabili kumbe amathathu amaviki ngaphambi kwalokho lesi sanuse esikhulu esazakalayo lapha leso esalingwayo kusukela endulo yena unkosazana Piper ngabe ekhona oke wakubala lokho indatshana kaNkosazana Piper ku-Reader's Digest kakumangalisi na ukuthi kanjani yona imimoya emibili ngilesikhathi esiningi okunganani engilaso hathi kangako kodwa esilutshwane nje sokungamathumi amabili sokwedlule sokufanele ngiphangise nje ngiyazi lile khangela lingixolele okomzuzu liyazi kula manga kulokweqiniso nokwamanga okwayo yonke into uba ngikupha idola futhi ngithi ngabe leli kulidola elihle kumbe uyabe uza likhangela kufanele ikhangeleke lifanana kakhulu njengedola leqiniso kumbe kawusoze olikhulu kuyikho na ngakho kuzafanele kube yikulingisela sibili okuzwayo futhi nxa uJesu wathi imimoya emibili ensukwini zokucina iza kuba seduzane kuze kuthi ingakhohlisa abakhethiweyo uqobo nxa kusenzeka abantu benkulu manje khumbula manje kakula lutho phandle ngani kuwo amadala aqandayo ebizo nje ngaphandle balesimo sobuNkulunkulu uyabona kodwa le imimoya emibili imimoya eqotho iza kuba seduzane kakhulu kuze kuthi ikhohlise abakhethiweyo uqobo ukuthi yayisebenza njani iduze ensukwini zokucina uJesu wakutsho lokho na wakutsho manje khangelani bangani ngizalidwebela umfanekiso omncane ngifuna ukuthi likhangele la okomzuzu nje futhi ngilinike ukulalelisisa kwenu okugcweleyo ngoba ngizalinika umfanekiso futhi ke liza kubona manje ku-Reader's Digest kwabhalwa lapho ngangimile phandle lapho futhi sasilabantu abangamakhulu angamajumi amabili lasikhombisa belindele ukukhulekelwa bemile phandle lapho layibala indatshana futhi indoda yehla phansi ivela eCanada futhi wayelomfana omncinyane lo owayehambe kubo mayo lako John Hopkins isifo esibi senqondo esadonsela izandla zakhe ezincinyane phakathi njengalokho futhi sadonsela inyawo zakhe phezulu ngaphansi kwakho futhi bathi ngakula kuhlinzwa kumbe ulutho olungenziwa ngakho wakubisela emuva eKhanani wathi angikehlulwa okwamanzi ungathatha indaba kaLwezi e-Reader's Digest futhi ibizwa ngokuthi isimanga sika Doni Motho futhi futhi-ke kwatsho ukuthi phakathi lapho ukuthi ukuthi indoda yathi angikehlulwa okwamanje ngoba ngazi umsilisi ngokholo othiwa William Branham lokhu kwabangela ababili baba ngane bami abayizacuthe lezimungulu ukukhuluma lokuzwa futhi bafona ukuzama ukufumana lapho engangikhona eMelika okwakhonapho futhi ngangipheshiya eCosta Mesa California futhi indatshana lapho ibala lungiselela ukukhala iyadabula inhliziyo yakho ukuthi wahamba kanjani edlula inqwaba zeqo futhi layo yonke enye into kanye lalowo mntwana wathi nanzelela Doni wathi manje kasinqotshwanga futhi lumfana omncinyane wayengenelisi ngitsho lokubobotheka lakancane wayesebuhlungwini wathi ngasinqotshwanga ndiza kuyacela uNkulunkulu ndiza kuya kumprofeti kaNkulunkulu futhi simcele ngakho-ke basebesiza bedlula kungqoqwane futhi ekucineni basebefika phansi lapho futhi umama wayesiza lapho futhi babengela mali le mali eneleyo ukuhamba ngendiza mtshina ngakho basebephendukisa umama wabuyela futhi umfana nobaba kwakumele babuye ngebhasi futhi lokuthi bagada njani yonke indlela kusukela eWinnipeg, Canada kusiya eCosta Mesa, California futhi bafika phakathi lapho bengela mali futhi ubaba ukhuluma mayelana ngokumtshintsha izithubo umfana omncinyane phose iminyaka eyisikhombisa kumbe eyisificamunwembili ubudala engasazisizi ngalutho nje ngokupheleleyo futhi lokuthi wayeza wayengatholi ithuba lokudla kumbe loba yini futhi wathi umfanake omncinyane wayemuzwa nje ekhuluma futhi wayebona ngendlela amehlo akhe ayekhangeleka ngayo ukuthi wayezama ukubobotheka yazi futhi nokwazi ukuthi yena wayengamtshela ngemibono ehlukeneyo ayebona phesheya eMelika futhi lapho befika phakathi lapho eCalifornia but kumsizi wezihambi kuyini abuye ukuzokubona wathi uze ukuzobona ubuNkulunkulu bani futhi lo Paul ombuzo olukhulu ngoba ungamangala lokho iMelika ela likutsho mayelana ngakho uyabona bona laba yithi bona khaliphile kakhulu kwazi into zonke liyazi futhi akudingi usitshele ulutho konke silakho kulotshiwe phansi bona ngakho-ke ngakho kubuNkulunkulu bani ibuye yonke indlela livela eWinnipeg, Canada ngani bacabanga ukuthi lokhu kwakukubi kungenani iphephandaba labeka imota futhi bamthumela khonale futhi wathi lapho befika emzileni lapho okwakukhona kwathiwa abantu abangamakhulu angamachumi amabili lesikhombisa babelindele ukukhulekela kodwa wathi lapho bebona lo ogogekileyo umfana okhangeleka emncinyane futhi laloo babakhe odubekayo egqoke ikepesi yakhe ijazi lakhe limadabudabu wathi wonke umuntu wasondela eceleni bamupha indawo yakhe lapho efika kuplatform ngikuphikisana lomlando ukutshintshanisa ikhadi lokukhulekela umuntu kumele abuye emhlanganweni futhi uzithathele ikhadi lakho kuba ungabanjwa usemzileni utshintshanisana amakhadi okukhulekelwa lomunye umuntu khadi lokukhulekelwa kalisabalwa bona ngoba kufanele ubuye uzwe izilayezo futhi ube kwazi ukuthi ukwamukela njani kukuwe kawungeke ulithathele omunye umuntu ufanele ubuye uzezithathela ngokwakho ukuze uzwe omunye umuntu omkhulu wathi uba awu ngangikholwa kangaka entweni leyo kodwa mhlawumbe nxa engangisilisa uyabona futhi-ke lokho kubangela ukuphikisana kuplatform ngakho bayenqabela nje leyo nto ingakafiki lapho ngakho lapho umfana eqalisa kumbe ubaba eqalisa kuplatform phambi kwabantu uBilly wambuza ikhadi lakhe lokukhulekela wayengelalo wathi khona-ke ngiyaxolisa mnumzana wathi kumele ulindele wathi kulungile wathi ngizalindela wathi ngizathatha nje ithuba la njengabanye khona-ke wathi angizange ngibe kwazi kwakumele ngenze lokho futhi ngangikhuluma komunye umuntu kwenzakala ngakuzwa ngabona lowo baba esuka futhi ngathi kuyini obe kuluhlupho wathi ubengela khadi lokukhulekela futhi enye into yathi kimi
umphendukiseni. Ngakho ngathi letheni lapha, futhi ubaba weza futhi le nyembezi sehla phansi ebusweni bakhe efuna ukusheva, futhi weza phezulu futhi nanku i-Reader's Digest eyakutshoyo. Bona, kangibuzanga imbuzo kodwa ngakhangela khona ebusweni bomntwana. Ngakhuluma umntwana lapho ayevela khona, wayeke waya eklinika yakumayo futhi lakho konke okumayelana lalokho okwa kuluhlupho kanye laye ukuthi waye kugula okunganani futhi layo yonke into. Futhi ngakho uyise waqala ukukhala futhi waqala ukuhamba futhi wathi waqala ukusuka kuplatform futhi wathibilika wathi unjalo nomzana. Wathi kodwa umntanami uza kuphila na? Ngathi lokho kangeke ngikutsho. Ngathi sikhatshana nje ngabona umbono uvela. Ngathi kawuyi kufuna ukukholwa lokho, ngoba omayo labo Hopkins bonke bathi lokho kuhlinzwa kwakungeke kwenziwe kulobo bucopho. Kodwa ngiyakutshela kumele ukwenze. Wena kusasa qhubekela phambili lalumntwana. Phakathi kwezinsuku ezintathu uzahlangana lowesifazane olenwele ezimnyama esitaladeni, futhi lo mfazi uza kubuza ukuthi luyini uhlupho ngalowo mntwana, futhi uza kutshela ngodokotela omncinyane wasemakhaya phandle lapha ongenza lokho kuhlinza, futhi awungeke ufune ukukukhona, ngoba abakumayo bakwala futhi bathi kwakungeke kwenziwe. Kodwa yilo ithuba kuphela umntanakho alala ngamandla kaNkulunkulu, isihawu sikaNkulunkulu lalokho kuhlinzwa. Manje nxa ungikhona ukuba nginguprofethi wakhe, kuhamba wenze njengoba ngikutshela, njengokubeka imkhiwa kuyezekhiya lokunjalo. Wathi wachibilika futhi wathi ngiyabonga, wasuka wahamba. Insuku ezimbili kumbe ezinenge zedlula futhi wayephansi esitaladeni ngolunye usuku, futhi inina leza lapho lathi yini uhlupho ngomntanakho? Wathi ulesifo sobucopho, futhi wayeqhubeka ekhuluma njengalokho, futhi awu bacabanga ukuthi kwakukubi sibili liyazi. Ngakho wathi emzuzwaneni emlutshwane enye into yenzakala. Wathi numzana, yazi umuntu ongenza ukuhlinza lokho? Wathi nina khangela, abafo wabo bakomayo bakwalile futhi bathi angeke kwenziwe. Bathi indoda phezulu lapho wayemkhulekela othiwa ngumfo wethu Branham, wathi umenzele umkhuleko umntwana. Wathi mana okomzuzu olunele ezimnyama ogqoke ijazi lesudu elimpunga, wathi nguye lo. Wathi ungaphi lo dokotela? Futhi wamtshela, wamhambisa lapho futhi udokotela wamhlinza, umntwana wasila. Manje lokho kwaphuma ku-Reader's Digest, uyabona. Futhi abafo wabo bakwamayo bangibiza ukungibuza ngakho, bathi mfu Branham kuyini okwenzileyo emntwaneni? Ngathi akulo, angizange ngimthinte. Ngakhuluma kuphela lokho uNkulunkulu angitshela ukuthi ngikutshele khona. Indoda yakulalela. Manje into emangalisayo ngakho, phose amaviki amabili emva kwalokho, kumbe amaviki amabili phambi kwalokho, kumbe amathathu phakathi kwe-Reader's Digest, mhlawumbe inyanga phambili indatshana kaNkosazana Piper yaphuma. Manje ungumthakatho oqotho kumbe isanuse. Manje kuloqotho sibili futhi kulomunye olingiselayo. Babelo mfazi lo kusukela ngo-1897 usedlule iminyaka elikhulu ubudala kathesi eNew York konke ngasezwa njengesigodo. I-Reader's Digest ithola ngiyacabanga yaphuma phose inyanga ezimbili kumbe inyanga phambi kweyami, futhi ungakuthola ekuqaleni kwesikhathi senkwindla. Umnu Baxter wayelayo lapha ngolunye usuku. Uba ngabe ngangikucabangile, ngangizabe ngimenze kumbe ngisazi ngangiza kutsho lokho, ngangiza kuba lakho kanye lakho ngingalitholela khona. Futhi wapha phose amapage alitshumi lambili kumbe alitshumi lane. Wayengumfazi wekhaya nje ojwayelekileyo, futhi wabanjwa isithongwane ngelinye ilanga lapho esekuhluphekeni, futhi waqala ukukhuluma labafileyo. Futhi sebe lo mfazi lo yonke indawo yomhlaba, yonke indawo bamusa eNgilandi, bamtshintsha kumtshintsha impahla zakhe izikhathi eziningi, futhi ukubona ukuba kwaku la maphutha lezinto. Futhi bafika lapho futhi bafihla omunye umuntu ngemasiki ebusweni umGriki, futhi wazenza ingathi wayengumlungu, futhi wamtshela konke ngakho, futhi wayefuna ukumbiza omunye wakhe owayefile. Manje into kuphela owa kuyo yonke indawo emhlabeni futhi nansi i-Reader's Digest yathi lapho lapha ubusuku obumbalwa obedluleyo kumbe inyanga ezimbalwa ezedluleyo, enye yalezo zinto zavezwa obala. Indoda
yayimele iqabuje isandla esiyisipoko sikanina futhi usuku olulandelayo kwafakazwa emthathwandaba kwamapholisa ukuthi waqabuja kuphela isiqephu selembu lecheese. Abantu abaningi belingisela isanuse. Yilabo kuphela ababali abancane abahlezi phandle eceleni kwestalada labo abangayisibo zanuse kwasekuqaleni. Ngabasi lutho kodwa iziphamaso zabalingiseli bamanga kodwa kulesanuse seqiniso. Futhi thina abantu benkulu silabalingiseli abaningi hlangothi zonke. Manje manini lithule okwemzuzu embalo. Manje nanzelela ukuthi Nkosazana Piper uyisanuse soqobo. Futhi imagazini yathi nansi into eyodwa engaqiniswa ukuthi lapho umuntu esifa akafa uyaphila kwenye indawo ngoba lumfazi lo uyabiza imimoya yabo phenduke futhi ikhulume ebantwini. Manje kuyini akwenzayo mfowethu Branham? Uyakukholwa? Yebo Numzana, iBhayibheli litho njalo. Yiso isizathu ngikukhona. Futhi ungoka Develi okwamadlozi kuliqinga lika Develi. Manje nanzelela, manje kukhangele kokubili. Futhi ke ngabe libonile izincwadi zipapa zisiza kimi khona ke lapho indatshana yami ilandela eyathi. Akumangalisi ukuthi ngaphambi nje kokuphela kwesikhathi uNkulunkulu wakhuluma lezi izinto. Futhi iReader's Digest iyasakazwa ngolimi lonke ngaphansi kwezulu. Bona nanzelela, kakumangalisi lokhu kwalandelana okunye ngemva kokunye. Manje nazi zingena incwadi zathi mfowethu Branham, lokho kufakaza ukuthi kawusilutho kodwa isanusi. Wathi lokho kuyakufakaza, khangela lapha. Watshela lowo mfazi lapho ayeza kufumana khona, khangela lo mfazi. Ngathi mana okomzuzu ngithole incwadi esemthethweni ephumileyo lingixolele ukuthumela ebantwini. Ngathi kuncinyane okunganani lina bathumayele likwaziyo. Ngathi kulokubhabhathiza umzimba wakho udinga ubucopho bakho bubhabhathizwe kunjalo. Ngalimi ukucabanga ngezinto, ngalizami ukukunakisisa. Iyo into efanayo abayenza ngezinye izinsuku. Babona uJesu, bazi ukuthi wayenga wazi imfihlo zenhliziyo yabo, wazi lokhu ababekwenza njengalokho. Futhi bathi uyinduna yabo Develi, ungubhelzebhabhu, isanuse esikhulu emhlabeni. Ngabazange bami ukuzama ukudingisisa ukubona ukuthi leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu, babengayisibo bakamoya okweneleyo ukuba kwazi. Yikho babala bayeqa linto sibili. UJesu wayemele afike eJerusalema egade phezulu kobabhemi lokunjalo, kodwa babekhangele ekubuyeni kwesibili. Futhi lento efanayo lamuhla bakhangele ukwedlula phezulu kwento uqobo. Haleluya, kunjalo. Ngiyakwazi ukuthi uNkulunkulu ulapha limini, futhi ngiyazi ukuthi ngithatha isikhathi senu esiningi, kodwa kumele ukuthi ukubone lokho mngane. Uba ngingasoze ngikubone njalo. Kumele wazi ukuthi amademoni ayini, kumele wazi ukuthi iqiniso lempambeko kuyini, futhi useduze duze kumele uyehlukanise linto. Manje khumbula, ngakuyikuba phandle ngale enye into nganeni kuleli icele njengabafarisi, kumbe enye into emuva ngale kulelo icele. Kukhona phezulu lapha emnyango khona eduze lakho kukhangele. Manje nxa ngathatha ngasithatheni zona indaba ezimbili. Uba ngathatha njalo ngakupha idola kathesi, nxa ngingakupha idola lesiphamaso siza sebenzisa umfanekiso ukuze likubone. Into yokuqala leyo ozayenza nxa ungumuntu okhaliphileyo, nxa ungadobha idola futhi ulikhangele, into yokuqala uyalizwa futhi ubone lokhu elenzwa ngakho. Kuyikho lokho na? Uzakhangela ukuthi lenziwa ngani, uzakhangela uhlonzi lwayo. Idola leqiniso kalenzwanga ngephepha, liyingxenye iphepha lesilika, uyabona. Futhi into yokuqala kumele ukhangele ukuqakatheka kwayo. Yiso isitshengiselo sokuqala. Futhi kathesi ngasimthatheni ngapha kuleli icele, futhi sithathe inkosi ngapha kuleli icele osebenza kanye lathi. Manje khangela into yokuqala okumele uyinanzelele yonke into. Khangela indatshana yakho phakathi kweminyaka engaqedisekiyo engamachumi amahlanu lokunye yokubhula kwakhe nokubiza imimoya yabafileyo kakaze nasikhathi sinye akhulume ngoNkulunkulu. UKristu ukusiliswa ngoNkulunkulu, ukukhululwa, ukwahlulelwa, kumbe enye into, kakula lutho kodwa ukudlala lobuwula phakathi kwakho. kodwa ngakuleli icele kungunkulunkulu kokuphela ukwahlulelwa ukubuya kukaJesu ukusiliswa ngunkulunkulu amandla kankulunkulu ukukhululwa khangela ukuqakatheka kwakho kawuboni izanuse labathakathi phandle bechumayela ivangeli luyini uhlupho ngabantu mina bo nanzelela futhi into yokwenza sibili nxa ufuna ukubona ukuthi lidola liqiniso kumbe hatshi nxa kukhangeleka kakhulu njengalo thatha izinombolo ezikuyo futhi uzithumele okulungiswa khona imali futhi nxa kulezi nombolo khonale ezihambelanayo nalokho kule dola lesiliva elilindele lokho kuyikho lokho na aw khona ke mfowethu thatha lokho akwenzayo futhi ukubuyisele ebhayibhelini zakuthola ukuthi ngumthakathi wase-Endori futhi uthathe lokho okulapha zakuthola emuva kusebhukwini lapho okulungiswa khona uJesu Kristu ofanayo izolo lamuhla lanini ngeqiniso umsebenzi wakhe ofanayo akazange ahambe futhi enze ubuwula nokungela ngqondo labantu kwakungokobuhle ukunceda omunye umuntu ukuba akhokhela kuNkulunkulu amen ngangizitsho amen ngokwami kodwa u-amen utsho ngakube njalo futhi ngiyakukholwa ngiyakwazi kuliqiniso manje nanzelela nanku ulapho manje ngokuphangisa kathesi ngoba kangisafuni ukuligcina okwesikhathi eside lapha kasipheni umfanekiso omncinyane lapha umfanekiso omncinyane engqondweni nansi sifudlana khona udlula lapho sehlangale indlela sisehla phansi empilweni manje khangela kwindlela ngiphansi ukulalela kwenu okugcweleyo kathesi ukuze kungaleqi lokho khona phansi njengalokho manje kulindlela encinyane lapho uhlala abantu benyama wena lami manje phakathi lapho asikhangeleni ukuthi kuyini kuyinqwaba yobuwula layo yonke enye into kodwa kanye ngesikhatshana uzabona ukukhanya uyabona ubunyama nezitalada lokho yikukholisa yokuqubeka nje odeveli odeveli besenza abantu o bagqoka kuhle mina bo futhi belamasiko aphakemeyo abangaba yikho izifundi ezilolongekileyo kodwa kulokho kungudeveli kodwa kulabazelwe kakutsha abahlezi phakathi lapho manje laba abantu kule indlela bafuzelelwa kuvela kumacele amabili manje kuleli cele kusiya kule indlela kulobuthathu futhi ngaku leli cele kusiya kule indlela kulobuthathu manje lapho manje ekuqaleni ngakuleli cele imiphefumulo yaba ngalunganga lapho umuntu esifa uya endaweni elindele ukwahlulela uJesu wahamba futhi wachumayela kiyo imiphefumulo yayisentolongweni lapho okulandelayo ngamadimoni okulandelayo udevele esihogweni siya phezulu okokuqala manje labo phakathi lapho yisibhoko imimoya yabantu abafileyo labo abangazange baphendule balindele ukwahlulelwa into abayaziyo kuphela yibula nalokho abakwenzayo manje phezulu lapho lawo amaKristu afuzeleliswe ngokuvela phezulu lo ngumfanekiso phezulu lapho umunye umoya umoya ongcwele umoya womuntu uKristu Jesu umoya ongcwele ufuzelelisa ibandla lakhe kulesi isigaba sokufaya udevil ngale imimoya uyafuzelela abantu manje khangela okulandelayo izingilosi okulandelayo nguNkulunkulu manje wonke ofayo lapho uyafuzelelwa ngokunye kwale imihlaba uyabona lokho engutshoyo manje lokho lo umfazi akwenzayo wangena kuleso sigaba futhi wayekhuluma kulawo madoda ayethunjwe ngamadimoni lawo aye kwasekuqaleni yimimoya yalezo ngilozi ezawayo lezo ezingaphendukanga emuva le ekuqaleni futhi bavumela ubuntu babo ukuthunjwa yizo futhi balindele ukwahlulelwa futhi laba lapho bafuzelelwe futhi bazalwe kakutsha ngomoya kaNkulunkulu futhi udevili ulaba prophet bakhe loNkulunkulu ulabakhe bona lokho engutshoyo yimfuzeleni futhi nanko sihamba mana ukwehlukanisa uJesu lapho wayelapha emhlabeni manje lamuhla kangeke angene kuleso sigaba futhi athole indoda elungileyo phandle kwaleso sigaba angeke akwenze ngoba abantu abalungileyo abakho phakathi lapho lapho ababejwayele ukuba khona eparadisi hathi mnumzane iparadisi lasuswa lapho igazi likaJesu lalisusa khangela lapho mina bo uba ngingacabanga ngokuthi kanjani uJesu lapho esifa wahamba futhi wayajumayela emphefumulweni le eyayisetolongweni wafa eyisoni engazi isoni kukanti isono sethu sasikuye
futhi uNkulunkulu okwezono zakhe wamthumela yena esikogweni iBhayibheli lathi wahamba wayajumayela emphefumulweni
abanye abantu bathi mfowethu Branham angikuzwisisi wathi uJesu wavuka ngosuku lwesithathu wafa ngolwesihlanu emini futhi wavuka ngesonto ekuseni kungani wayefe okosuku olulodwa wathi phakathi kwaleso sikhathi ngoba wayelombhalo owodwa eBhayibhelini lo ayengama kuwo ngoba uDavida indoda eyahlehlela emuva phambili kodwa wayesindisiwe kodwa umprofeti ngaphansi kokuphefumulelwa kukaNkulunkulu wathi kangiyikuchiya umphefumulo wakhe esihogweni njalo kangiyikuvumela ongcwele wami ukuthi babone ukubula futhi wayekwazi insuku ezintathu lobusuku ukuthi lowo mzimba wawuzaqala ukubula futhi uNkulunkulu wayesejilo kumprofeti akayi kubona ukubula. Haleluya! Wathatha ilizwi likaNkulunkulu wanqoba usathane sonke isikhathi ngalo wanqoba ukufa elizwini likaNkulunkulu. Haleluya! Wanqoba ukufa futhi lapho bembulala futhi wafa eyisoni izono zami lezono zakho phezu kwakhe waya phansi ngiyambona eqoqoda emnyango futhi yona imphefumulo elahlekileyo yaphuma yathi awu ungubani wena wathi kungani lingazange lilalele uEnoch kungani lingazange lilalele kulabo baprofeti labo abathumayelayo bona balahlwa ngindodana kaNkulunkulu leyo eyake yaphila ngigazi lami selicithiwe ngibuye ukuzolitshela ngigcwalisiwe lokho abaprofeti abakuthoyo ukuthi ngizakwenza khona esehla phansi esedlula amadimoni khona phakathi esihogweni ngathatha izihluthulelo zokufa lesihogo kudeveli wawalengisa eceleni kwakhe waqala ukubuyela phezulu. Haleluya! Sekuqale ukuba semadabu kakusa. Haleluya! Kasidwebeni umfanekiso omncinyane lapha emadabu kakusa kulelinye iqembu elihleziyo lapha eparadisi kabasekho lapho okwakathesi. Manje lina bangane beKatolika abakhulu labo abakholwa ikumelwa kwabangcwele nxa ukhuluma longcwele ebandleni lakho leyo ndoda isoni usesihogweni kumbe ulindele ngaphesheya ukwahlulelwa kwakhe futhi nxa wayengongcwele usenkazimulweni kaNkulunkulu futhi angeke aphenduke kunjalo ngingakutshengisa lokho igazi lezinkunzi lalingeke lisuse isoni kodwa igazi likaJesu lehlukanisa izoni ngiyambona uJesu esiya phezulu ngale lapho eparadisi kulo Abraham umdala Isaac lo Jacob futhi labo bephakathi lapho Samuel labo bonke abanye phakathi lapho ngiyamuzwa eqoqoda emnyango. Amen. Ngiyakuthanda lokho sengisiya khona ngizwa sengathi ngiyagcwalelwa inkolo kaThesi ngiyambona ekhangela lapho ngiyamuzwa esithi ngubani ophandle lapho ngubani olapho wathi mina lo uAbraham okhulumayo ungubani ngiyimbewu kaAbraham. Amen. Ngiyambona uAbraham esiza emnyango evula umnyango wathi ngiyimbewu kaAbraham. UDaniel wathi khangela laphana nanto ilitshe lelo engalibonayo liqethulwe entabeni. Ngiyamuzwa uEzekiel esithi nango yena lapho ngimbonile njengothuli ngaphansi kwenyawo zakhe amayezi ehamba lapho izinqama aqakeza izandla zawo amahlamvu futhi konke kwamemeza. Oh ngiyabona abahlukeneyo lapho eParadise bemlindele. Ngiyamuzwa esithi wozani sekuza kusa eJerusalema sokufanele siphume lapha siya phezulu ngoba lathembela egazini lezinkunzi lelezimbuzi lilindele isikhathi segazi lami kodwa igazi lami selicithiwe phezulu ngale eCalvary. Ndinguye oyindodana kaNkulunkulu enyameni zonke izikwelede zesono sezibhadele sisendleleni yethu siphuma. Haleluya! Dumo kuNkulunkulu. Ngiyambona uAbraham ebamba uSarah ngengalo futhi nampa besiza khona phandle kuMateyu 27 lapho ephuma phandle. Ngiyabezwa besima kancane eJerusalema lapho futhi into yokuqala yazi ngiyabona uKeyifasi labo bemile esitaladeni besithi bangitshela ukuthi lo ndoda uvukile bathi ngubani lundoda oya laphana leyo nsizwa encinyane leyo nkazana encinyane engasekho mdala njalo lo kwakungu Abraham lesela kuthi banyamala bakhangela kulomuntu osikhangeleyo babenganyamala njengalokhu wayedlula phakathi komduli uhlobo olufanayo lomzimba haleluya khulungile nampa abaprofeti bonke labanye behamba-hamba bekhangela emzini futhi uJesu wabakhokhelela khona phezulu besiyongena kumbe phezulu ezinkanyezini inyanga amayezi futhi wakhokhela ababothiweyo bebotshiwe wapha izipho ebantwini uJesu uhlezi lamuhla esandleni sokudla sikababa wakhwela phezulu lapho wahlala phansi kuze kuthi zonke izitha zakhe zenziwa isenabelo sezinyawo zakhe futhi lamuhla mngane wami othandekayo ongumKristu amadimoni asebenza nhlangothi zonke futhi umoya kaNkulunkulu uyaphuma khona phandle ngolunye uhlangothi ukukulwisa izikhathi zonke haleluya nanko-ke amaphephandaba lamadayijesti layo yonke enye into iyakutsho bakukhangele kabangeke babone lokhu okuyikho kuyini sithunzi sangaphambili zokubonakalisa okukhulu okuzayo masinyazane phakathi kukankulunkulu lo David woba sohlangothini lukankulunkulu futhi ube kahle enhliziyweni yakho amen. Lapha kungasikude ngangisetolido e-Ohio ngisiba lo mhlangano sengizavala. Ngiyabona engikutshoyo mayelana ngamadimoni ayasebenza angawenkulu sibili enkulu nje. Oh bayahamba ebandleni ngayonke isonto baphindaphinde isivumo khona sabapostoli futhi behlabele ihubo lokubunga. Oh mina bo benkulu nje ngakho konke. Mfowethu Branham utsho ukuthi lelo liqiniso yilo uhlobo lomoya olwalengisa uJesu Kristu esiphambanweni futhi uJesu wathi lingabakayihlo udeveli. Manje abanye babo bathi iRussia ngumphiki uKristu. Ngitsho iRussia kayisiyo mphiki uKristu. Umphiki uKristu uzakuba ngowenkolo kuze kuthi akhohlise abakhethiweyo uqobo nxa kusenzeka. Khumbula uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa hatshi umoya wakhe. Udeveli uthatha umuntu wakhe kodwa hatshi umoya wakhe. Manje nampo-ke belapha zisuthise ngokwakho ngilomlando ngeqiniso amadimoni esebenzi izolo ngangilawo esigabeni senyanga lamuhla ngilitshengisa esigabeni sikamoya lapho sisesigabeni senkulu lapho ephandle nganeno ebizwa ngokuthi imvukuzane futhi babiza lokhu lokuya lokunye kodwa ngitshengisile ngebhayibhili ngodeveli. Manje ngapha lamuhla nanka alapha njalo esigabeni senkulu ange wenkulu alesizotha sibili uba ungaqala mfowethu futhi ucabange uKhayini ekuqaleni kwakho wayengumuntu wenkolo sibili u-Isawu wayendoda yenkolo sibili uJudas wayendoda yenkolo sibili kuyinkolo kakusikho ngaphandle komhlaba kukhona ezikhundleni kukhangele lokhu okwamadimoni mhlawumbe ngaphambidlana kancinyane kwesinye isikhathi ngingangena kukho kancinyane sesiphuza ungaqali muntu thanda umuntu wonke uba ungathandi kusukela enhlizweni yakho khona-ke uKristu kakho kanye nawe eToledo Ohio ngangena endaweni encinyane okudlelwa khona ukudla ngangesidla endaweni indawo yama-Dancard encinyane indawo enhle encinyane babebahle kakhulu leyo mini basebevalile ukuya kusikolo sesonto futhi lapho bekwenza kwakumele ngicaphe isitalade endaweni endala encinyane yomhlaba futhi ngangena phakathi lapho futhi yazi akuvunyelwa ukubheja e-Ohio futhi lapho kwakumi ipholisa lesizwe elengalo yakhe igone inkazana isandla sakhe silenga lapha esifubeni sakhe edlala umtshina wombhejo umthetho wezizwe zethu lelizwe akusekho konke kulusizi ngithembele kuKristu idwala eliqinileyo ngiyama zonke ezinye indawo zilithebetshebe elitshonayo kakula okunye okuseleyo kunjalo ngakhangela emuva lapho futhi kwakukhona inina elihle elincinyane phose ebuthangeni bakhe elethumi lasificamunwemunye ithumi lasificamunwembili ithumi lasificamunwemunye ubudala futhi lokho ababekwenza labo bafana emuva lapho etafuleni kwakukubi ngahlala phansi lapho futhi kathesi ngokumangala kwami kuhlezi khona lapha lapho inina elabuya khona lathi ungahlala phansi ngathi ngiyabonga bengifuna ukudla kwekuseni futhi uhlezi esihlalweni lapho kwakuhlezi inina elidala njengomama wami amathumi amahlanu lanhlanu amathumi amahlanu lasificamunwembili iminyaka yobudala wayela lezo mpahla ezincinyane zalezo mpahla ezincane ezingelabo uNkulunkulu abazigqokayo. Bakuthi kupholile, iscience ithi uyahlanya ngeqiniso, kakunjalo ufuna nje ukuzitshengisa ubunqunu bakho kulihlazo isinengiso. Inina kalisoze lizigqoke, umfazi engazigqoka kodwa inina kalingeke lizigqoke. Futhi ke ngakho ke baya nangu elapho ehlezi lapho inyama yakhe ehawulayo yayilengalengi, waye lolo hlobo lokuzicomba okombala weluba loba yini elikubiza khona ezindebeni zakhe. Futhi nenwele ezincinyane eziqunyiweyo njengendoda ezazifuzekile yonke indawo, lokho iBhayibheli elakutshoyo okwakuyisinengiso. Futhi umfazi lo indoda iBhayibheli yacho, nxa umfazi equma inwele zakhe indoda ilelungelo lokumala ngesahlukaniso ngoba akathembekanga kuye. Kumele sehle phansi futhi jumayele iBhayibheli lapho kwezinye zalezi nsuku lathi uba egela inwele zakhe kahloniphi indoda yakhe. Uba engahloniphi kufanele aliwe, awungeke uthathe omunye kodwa ungamala. Mfana, lokho kuhamba nzima, ngiyakuzwa kodwa lelo liqiniso. Oh, babevame ukuba sasilakho ezigabeni sikamuntu ongcwele kodwa sayekethisa phansi imigoqo. Umfo wethu omdala wayevame ukuthi sayekethisa imigoqo, sayekethisa imigoqo, sayekethisa kanye ngesono, sayekethisa imigoqo, izimvu zaphuma kodwa imbuzi zingene njani. Layekethisa imigoqo yilo okwaba luhlupho, layekethisa imigoqo umhlaba lebandla kwahlangana ndawonye njengama Moabi lokunjalo. Futhi lo Balaam lokuthi wathatha njani phakathi kwabo, yikho kanye nje into efanayo lamuhla. Futhi ibandla lingcolisiwe, futhi isikhathi sePentecost isikhathi saLaodikiya leso esiba buthukuthuku, futhi sakhafulwa phandle komlomo kaNkulunkulu. Futhi phakathi kweqembu lonke uNkulunkulu uyabiza insali yakhe amthathe yena amise ekhaya, yikho kanye sibili xathu adlule ekuvusweni. Futhi nangu elapho ehlezi lapho ukucumba kwendebe yonke indawo ebusweni bakhe, futhi kwakuyo yonke indawo njengalokho. Futhi wayela lokho lapho izinto ezimnyama emehlweni akhe, futhi wayeginqa kwakujuluka phansi, futhi linto endala yakudala yayingabe ilabazukulu. Futhi wayehlezi lapho kanye lamadoda amabili amadala, futhi omnye wabo elesikava esidala esikhulu entanyeni yakhe. Futhi lakho kungomhlangula ehlezi lapho, futhi wasukuma, futhi wayengazathi uyanatha, futhi wayenatha laye, futhi wayekhangela ethalaza. Ngacabanga, oh Nkulunkulu, Nkulunkulu, kungani ungathanyeli linto uyisuse emhlabeni, kungani ungakwenzi? Sharon wami omncinyane uzamele, mntanami omncinyane, Sarah wami omncinyane, lo Rebecca wami omncinyane bazamele bakhuliswe kuleso sizukulwane ukuza ukukhangelana lezinto ezinjalo njengalokho. Ngacabanga, khangela phandle lapho kumaphakhi lezinto lalokho okwenzakalayo. Ngacabanga, oh Nkulunkulu, oh ngiyathokoza wathatha uSharon nxa kwakuyintando yakho. URebecca wami omncinyane, uSarah omncinyane omncinyane kumele bakhuliswe ngaphansi kwezinto ezinjalo. Lokho futhi bona abantu abakubiza khona behlabele kukhwaya layo yonke into. Futhi ngacabanga, kalisilo ihlazo lelo na? Ngacabanga, Nkulunkulu, bungakumela njani ubungcwele bakho obulungileyo? Khangeleka njengokuthi intukuthelo yokulunga kwakho kuzaphapha kuphume lapho, futhi ucithize lindawo. Futhi ngezwa ingilosi yenkosi yathi, woza eceleni ngase ngisiya lapho. Futhi lapho eseqedile khona ngami ngezwa njengomuntu owahlukileyo. Kuyini omcalela khona? Ngathi, khangela kulokho indlela ayiyo, futhi nanku lokho yena. Ngabona umbono, ngabona umhlaba njengalokho uyindingilizi omunye umhlaba, kodwa lumhlaba lapho wawulocilo wamakhosikazi kuwo. Futhi lelo kwakuligazi likaKristu lelo elivikela ulaka lukaNkulunkulu. Wayengeke akhangele kulokho, wayengabhidliza linto khona kathesi, ngoba wathi usuku ozakudla ngalo lolo suku uzakufa. Ngakho wayeza kwenza khona ke. Ngacabanga njengalokho, ngazibona ngokwami lanxa ngangingazange ngikwenze lokho, kodwa ngangiyisoni kungenani. Futhi ke igazi likaJesu Kristu yasebenza kithi njengesivikelo, bona ukuthi lapho ngisona izono zami yamchaya futhi zaqaqazelisa ikhanda lakhe eliligugu. Futhi ngiyabona inyembezi futhi legazi kusehla phansi. Umthethelele baba, akakwazi lokho akwenza. Futhi ngangisenza enye into futhi kulichaya, ngixolele baba. uba kwakumedlula yena ngangizabe ngiphutshisiwe futhi nxa ngangingazange ngamukela umusa wakhe futhi ngosuku umphefumulo wami udlula nganeno kwalokho sengivele sengahlulelwe sengilahlile ngakusela okuseleyo kodwa ukwahlulelwa ukwahlulelwa sengivele ngahlulelwe uNkulunkulu wathi ngosuku usidla lapho lolo suku uzakufa wahlulelwe kuhle lesi yisihlalo sokwahlulelwa limini isimilo sakho kuKristu futhi ke ngacabanga yebo kunjalo futhi ngabona ngolunye usuku ngakhasa ngaya kuyo ngabona ibhuku lami elidala lilele lapho isoni lapho kwakulayo into yonke kulo ngabona izono zami yizo ezazikwenza futhi ngathi Nkosi ungangixolela na wathatha isandla sakhe ohlanguthintwa wakhe wathatha igazi lapho wakuloba phezulu futhi wathi uxolele wakuphusela elwandle lokukhohlwa ukungakukhumbuli njalo kwakungasekho nini lanini wathi ngiyakuxolela kodwa uyamcala lokho kwaguqula umbono wami ngathi Nkosi ngoba lesihawu emva kokuba sengiphume phakathi kwakho ngahamba lapho ngahlala phansi ngathi kunjani na Nkosazana wathi oh hallo futhi ngase ngisithi nxa ungangixolela ngathi ngingumfu Branham Chumayeli yena wathi oh ungixolele ungixolele mfu Branham ngathi nina ngamtshela indaba ngathi bengimile lapho futhi mbengucala futhi ngicabanga kwinto bani emu mhlawumbe ulabantwana wathi ngilabo ngathi kuyini okwabangela indlela ukuthi ihambe kubi waqala ukwambula indaba kimi leyo engadabula inhliziyo yaloba yini ngathi bengibuza uNkulunkulu kungani engasusi okunje emhlabeni lapha wena lapha kanye lamadoda lawo amabili adakiweyo futhi udakiwe ngokwakho futhi ngathi ngolunye usuku lelo gazi libambe ulaka lukaNkulunkulu ukulususa kuwe uzakufa ezinye zalezi nsuku futhi khona ke wena wena unguntando zikhethele kathesi ungala kumbe wamkele ngathi kodwa ngolunye usuku umphefumulo wakho uyaphetsheya lapho okungela sihawu esiseleyo khona futhi nxa usifa ezonweni zakho uswahlulelwe futhi uya esihogweni yazi ukuthi lowo mfazi lo wasuka esihlalweni lapho kuleyo ndawo okudlelwa khona ukudla saba lomhlangano womkhuleko ongakaze uzwe empilweni yakho futhi wabuya kuKristu kwakuyini ungabacali batshele ivangeli bathunjwe ngamadimoni bangabafayo kulesi isigaba bafuzelelwa kuvela lapha imfuzelelo yethu ivela phezulu asiboneni lokho esingakwenza kanye lamathalenta ethu ukuzuza abanye kuKristu baba wethu osezulwini sikubonga wena ngobuhle bakho lesihawu ngiyaxolisa Nkosi mhlawumbe abantu ngibagcine lapha okwesikhathi eside kodwa kusiba yikuvala kwale imihlangano yemini njengalokhu bengifuna ukubatshela amadimoni futhi ngaqumaquma okuningi kwakho endaweni eyodwa entshumayezweni eyodwa kodwa mhlawumbe bangakudobha lapha lalaphana futhi bezwisise lokho ebengutsho yayazi injongo yenhliziyo yami yokukuletha makuthi abantu bakhambe kusukela lapha limini futhi amadoda labafazi bakhangele konke ukuhamba abakwenzayo kodwa baphile bajabule futhi bekhululekile mababe kwazi ukuthi uNkulunkulu ubasindisile futhi makuthi bakhangele kuye bakhohlwe ngakho konke inkoloze lezinto ezibazungezelileyo futhi baphile ukuthula langesizotha futhi lase kumesabeni uNkulunkulu futhi ke uNkulunkulu lapho ufuna ukuba sebenzisa loba kukuphi ungakhuluma kubo ngqo futhi ubathumele loba ngapi lapho ofuna baye khona kumbe loba yini ofuna bayenze makuthi abantu bathobeke futhi bathole uKristu enhlizweni yabo thethelele Nkosi ukusilela kwethu omunye lamunye wethu futhi siyakwazi ukuthi Satan uphumile ebhoda njengesilwane sibhongayo yonke indawo evodloza lokho akukwanisayo egqoke amajazi ezenkolo oh Nkulunkulu laba abantwana abancinyane abadubekayo bakhangele yonke indawo bona basegcekeni futhi baveziwe ebantwini futhi ngiyakucela Nkulunkulu ube lesihawu kibo futhi usindise bonke abalahlekileyo silisa abagulayo futhi Nkulunkulu ngiyananzelela ukuthi labo odeveli abadala bemikhuhlane besiza phezu kwabantwana bakho ukuthi ulenhlawulo ebekiweyo phesheya ukunakakela lokho futhi bonke odeveli labo abangabenza bawoni ulenhlawulo ebekiweyo phesheya uza kunakakela lokho futhi ngiyakhuleka ukuthi ukuphe khona ebizweni likaJesu amen. Ngingazinqa kule